kulithuba ukuphenduka lapha kupulupiti njalo emva mhlawumbe ngiyathemba phose inyanga ezintathu ngingekho osinti babe lesikhathi esinzima kanjalo lami oh uphumulekile ngoba kunjalo manje futhi uzwa ufunisisa ukungena enkonzweni njalo futhi ngikhangelele khathesi ukuqalisa liviki elandelayo lobu busuku bangolwesithathu ukuzayo okwemvuselelo khona lapha ethabhanekeli futhi nxa uNkulunkulu ethanda ngingazathi inkosi ingithembise uhlobo olutsha lolwahlukileyo lwentshumayelo futhi nxa ethokoza ukwenza njalo ngithemba ukuqalisa lolo hlobo olutsha lwenkonzo leviki ezayo lapha ethabhanekeli okokuqala futhi ke kangiyila mhlangano ehleliweyo kodwa nje e-Australia le-New Zealand okwaluzibandlela ozayo futhi-ke umfowethu u-Osborne ubizela umhlangano obanjanisiweyo lo engingathi ngamthembisa lapha ngesikhathi esedluleyo eTulsa kodwa ngokuya kwesikhathi kodwa kasikaqiniseki ngalokho okwamanje khona bekukuhle ngeqiniso mfowethu Jeffries ukuqhawula isandla sakho ngemuva lapha futhi nokuzwa umfanakho ehlabela leyo ngoma lawe ukhalisa ngiyakuthanda lokho ubaba lendodana kalikuthandi lokho na khulisa umntwana ngendlela amele ahambe ngayo kunjalo mnumzana Getha uyakwazi lokho yikho lobabili lina khulisa umntwana ngendlela amele ayihambe futhi lapho esiba mdala akayi kuyichiya futhi lokho liqiniso kungaba lezikhathi angasuka kiyo kodwa kayisoze isuke kuye bona izahlala kanye layo kokuphela lokho kumfundisa kusasesele futhi loba yini akhuliswe ukukwenza kuzahlala kanye laye ngeqiniso manje lokhu kuyi ngihlangane lomfowethu Jeffries phandle lapho futhi ngathi mfowethu Jeffries ngangicabanga uyazi ngihleli ngithokoza ukubona loba nguphi wabazalwane abavakatshayo kodwa ubusuku obunjalo bomfowethu ovakatshileyo ukuthi abuye lobu yibusuku babantu nje abaza ethabhanekeli imvuselelo ingakaqali nje lobu yibusuku sifuna ukuthatha lobu busuku lakusasa ekuseni lakusasa ebusuku ngalokho nje esikukholwayo lapha ethabhanekeli ukukuphindaphinda futhi silezinye inkolo ezimangalisayo ezingajwayelekanga ezingazwisisekiyo sibili kodwa ngenye indlela loba kanjani siyazithola kuleli iBhayibheli zikhangeleka zikhona sibili futhi khathesi nxa kungaba lo mfowethu kumbe udadewethu owemzini phakathi ongowenhlanganiso yesonto ethile kumbe ophikisayo uhlezi phakathi kulobu busuku sifuna ubekwazi ukuthi uyamukelwa ngokupheleleyo bona uyamukelwa ngakho konke kodwa khathesi ngithemba futhi senza lokhu kube lukhuni sibili ngakho nxa kukhangeleka ungavumelani lakho awu khathesi yenza lokhu engikwenzayo nxa ngisidla icherry pie futhi lapho ngisidla icherry pie okuyiyo engiyithandayo ngihleli lapho ngisidla iphayi nxa ngingahlangana lentanga kangilahli iphayi ngiyalahla intanga ngiqhubeke ngisidla iphayi ngakho kumbe njengokudla inkukhu manje lonke lina liyayithanda inkukhu bona futhi lapho ungahlangana lethambo kawuchiyi uyakhekheleza ithambo futhi uqhubeke usidla inkukhu awu yiyo indlela owenza ngayo lobu busuku lokhu engikutshoyo lapha wena nje lapho uhlangana lenye into uyathi manje ngihlezi nje phakathi kulokhu njengemfundiso zebandla ezincinyane kule imihlangano emithathu elandelayo baphindaphinda nje lokho abalokhu abakukholwayo futhi bedlula phezu kwakho futhi indlela kuphela ongaphosa wenze ngayo umuntu akukholwe yikukubethela okuzwayo baze babekwazi ukuthi yiyo into eqondileyo yiyo indlela kuphela ongenza ngayo kunamathele njengokufana lomngane wami umnumzana Wood ebengilayo nxa ubethela isipikili singene ingxenye yaso phakathi futhi le pulanka libe liqega umoya uzaliphephulela phansi khona masinyane kodwa kufanele usibethelele phakathi usenze sibambe okuzwayo ngakho khathesi nxa ngingenza lokhu kube luhlaza sibili kwezinye lezi ndawo
futhi lakini zethekeli lobu busuku elihleziyo kanye kanye zami ukulilahla ngizama ukubethela kungene kuleli bandla lokho esikukholwayo lonke elikuzwisisa kuhle khathesi othini amen kulongile lokho kuhle futhi khathesi ngisuse lokho ezandleni zami futhi khonake baya kurekoda futhi lokunye ukuze ngokuya kwesikhathi ngabe funa ukuba kwazi khonake lokho esikumelayo uqobo futhi lalapho esimakhona lawa marekodi azakwazisa futhi ke siyakwenza lokho ezikhathini eziningi ngoba kulabantu abatsha abangenayo futhi siqhubekela phambili futhi khathesi kasisoze senelise ukungena phakathi kwemfundiso zonke zebandla kodwa nje ezinye zazo lezo esifuna ukukhuluma ngazo futhi khathesi ngolwesithathu ebusuku loba kuqala manje ngomvulo la ngolwesibili ngiyahamba ukuyakhuleka ukulungiselela inkonzo yosiliso futhi lingangena emafonini kumbe loba ngapi elifisa khona futhi lilethe loba ngubani lo elimfunayo okwale imvuselelo ezayo futhi libatshele bengabuyi bejahile khathesi bengabuyi besithi awu manje ngizagijima ngingene futhi ngikhulekelwe lobu busuku futhi kusasa ebusuku yikho konke kawenzi lokho uyangena futhi ulalele okwesikhatshana ngoba sifuna ukuthatha isikhathi sethu futhi sibekelelo lizwi obala ukuthi udeveli akayikuba ngitsho lesikhadlana sendawo yokunyikinyeka futhi-ke lapho uvumela ukholo lwakho lufike ekucineni kwalo uze uqale ukukholwa khona-ke ukusuvumela isazela sakho esincane sisebenze khona-ke ukholo lukankulunkulu luza kukusekela khona-ke uzaphumelela kuhle bona ngoba ukholo lwakho kaluyi kuyenza okuningi isazela sakho esincane kumele sihambe ngalapho ukholo lwakho oluhamba khona futhi-ke ukholo lukankulunkulu luyeza ngemuva futhi lukuqinise konke bona kodwa nxa kulukholo lwakho oh yebo ngikubambe kuhle khathesi futhi loba isazela sakho esincane sichovela emuva lapha sisithi angazi nxa kungasebenza phezu kwami ngakuyikukwenza khona-ke lapho bona ngakho sifuna lokhu kube yinkonzo yosiliso uqobo futhi ngaphambi kokungenisa loba ngubani ekamelweni futhi lokunjalo okosiliso kumbe inkonzo ezintsha ngifuna baziswe sibili lokho abakungenelayo lapho ngakho nje khumbula futhi ubuye futhi usivakatshele futhi sizajabula ukuba lawe manje khumbulani khathesi ekuseni sizaqhubeka kanye lemfundiso yebandla futhi kusasa ebusuku ngendlela efanayo manje liyemukelwa ukubuya futhi loba ngubani angabuya sihlezi sithokoza ukubona loba ngubani kodwa manje lokhu lobu busuku kuqondiswe ekhaya ebantwini abangabethabhanekeni lapha abakhuliswe kuleyi mfundiso ngoba phandle enkundleni inkundla zokuvangela sithatha nje uqobo lweziqalo zemfundiso zokuvangela zemibhalo kodwa lapha ethabhanekeli sile micabango yethu futhi lenkonzo zethu njengebandla futhi lokho yikho esizangena kukho lobu busuku futhi ngaphambili kokuvula ilizwi lakhe elibusisiweyo asingeke sikhothamise nje amakhanda ethu okwesikhatshana somkhuleko somandla lo nkulunkulu olamandla lo ngaphambili komhlaba ungakaqali ukudobha ku-athomu yakuqala wawungunkulunkulu kawuzake untshintshe lakancane futhi lapho kungasela ngitsho ama-athomu okuwubamba ume futhi kungasela ngitsho umhlaba wokubanjwa ume uzabe ulokhu ungunkulunkulu ungowanini lanini futhi kusukela nini lanini ungunkulunkulu awuzange ube lokuqala kwezinsuku kumbe ukuphetha kwempilo uzahlala ukhona kokuphela futhi baba wena ungelamkhawulo futhi thina silomkhawulo khona-ke sicela okwesihawu sakho sokunkulunkulu nkulunkulu sinanzelele ukuthi lumoya wethu uyakuhlanganiswa phakathi kwenaphakade phandle kwalezi zinto zesikhathi usiya ekunaphakadeni ngakho-ke nkosi silapha ukuzohlola usindiso lwethu ukubona ukuthi ngabe sime njani ebusweni belizwi lakho futhi lokubona ukuthi simiswe kanjani ezehlakalweni zethu siphila lokho okukuthokozisayo umoya wethu uyafakaza kanye lomoya wakho na futhi imfundiso yethu iyafakazelana kanye leBhayibheli leli futhi baba Make sihlole konke duze duze kulezi inkonzo ezintathu ezilandelayo siphe khona Nkosi. Busisa umalusi lapha amadikoni abaphathi nalo lonke ibandla abantu abaza kuleli bandla ukusukela ensukwini zami lapha Nkosi kulabaneni abaneni labo engingaziyo amabizo abo kumbe lapho abavela khona kodwa ngiqinisekile ukuthi uyazi konke mayelana ngabo futhi silapha ngaleyo njongo eyodwa lobu busuku Nkosi ukudlelana lelizwe elilotshiweyo futhi sinike umoya ongcwele empilweni zethu ukuthi sihlale ngokuthula futhi sivukile futhi langokwesaba uNkulunkulu futhi sihlole impilo zethu ngelizwi lakhe siphe khona Nkosi futhi kulesi isakhiwo lobu busuku Nkosi kulabazalwane bami bezigaba ezehlukeneyo zebandla futhi Nkosi ngiyakubonga kakhulu ukuthi balapha ukuzoba lobudlelwano mhlawumbe singangavumelani phezu kwezimiso ezincane zemfundiso kodwa kuleso simiso esisodwa esikhulu sime njengabazalwane ababambeneyo bephambili lokho uNkulunkulu makuqinise ubudlelwano bethu futhi labethu futhi lezibopho zomusa kaNkulunkulu nothando luhlale phezu kwethu kakhulukazi manje nginanzelele Nkosi ukuthi lo ngumsebenzi omkhulu kakhulu ukuba umuntu awenze ngoba silakho lapha phansi kokukucabangisisa lobu busuku isiphetho semiphefumulo eya ebunaphakadeni ngakho siyakhuleka ukuthi umoya ongcwele angene khona elizwini futhi alibeke lona sobala futhi alichasise lona ngendlela yakhe uqobo kithi izinto lezo azafuna ukuthi thina sibe zazi siphe khona Nkosi futhi lapho ezintathu izikhathi zenkonzo sezedlule masihambe njengebandla eliqinisiweyo njengababambeneyo ndawonye ukubeka inhliziyo zethu futhi lenhloso zethu ndawonye ukubeka inhliziyo zethu ndawonye kanye lezakhamizi kanye lathi zombuso kaNkulunkulu futhi siye phambili njengokungakaze kwenziwe ngithanda ukukubonga Nkosi lapha ebukhoneni bebandla futhi labantu abalapha ukuthi ungiphe manje amaviki athile okuphumula okuhle ngizwa ngikahle sibili lobu busuku ngenxa yobukho bakho futhi lezibusiso zakho oh Nkulunkulu siyakhulekela umfowethu lapha umfowethu lo oyaphetheya kolwandle khona phansi kulawo amnyama amazwe amnyama lapho impilo yakhe ibekwe njengesithiyo sokuhlaselwa oh Nkosi busisa umfowethu Jeffries lapho ehamba futhi lendodana yakhe futhi lomkakhe futhi umnike empumelelo enkulu makabhoboze izikhala ebunyameni koze kothi ukukhanya kwevangeli kukhanye kude lokusabalala sizwe baba ngoba siyacela lesi sicelo ebizweni lenkosi uJesu indodana yakho amen. Manje lobu busuku ngibala eBhayibhelini lami elincane iScofield ngisandukwedlula amathumi amabili lanhlanu ubudala kungasikude futhi ngilokhe ngisenelisa ukulibala kodwa liyafiphala ngakho ngazitholela amangilazi okubalisa lapho ngitadisha futhi ngizabona ukuthi kusebenza njani lobu busuku okwesikhathi sami sokuqala manje ngilezifundo njengalesi ukuthi kufanele ibandla oh izinto eziningi nxa singangena kizo ezinye zazo kungani sibizwa ibandla kungani singayisiyo inhlanganiso yesonto kungani sikholwa ekugcinakaleni kwenaphakade womphefumulo wekholwa kungani sicala abesifazana abathumayelayo kungani sibhaphathiza ngokucwilisa futhi ibandla lizadlula enhluphekweni na Futhi lezinengi zalezo zimfundiso lapha. Ngiyathemba ngilethumi lanhlanu, kumbe ithumi lasificaminwembili zazo, okobusuku obulutshwane obulandelayo. Ngakho ngiyacabanga lobu busuku, okokuqala siqalisa, kukhangeleka ukuba yinkosi ibeka enhliziyweni yami nje okwalesi isifundo, kungani singayisiyo inhlanganiso yesonto. Isizathu ukuthi manje kasila lutho lokumelana labanye abantu abayinhlanganiso yesonto, kasila okumelana labo. Kodwa ngifuna ukuchasisa kungani khona singazange sihambisani kanye layiphi inhlanganiso yesonto. Ngagcotshwa ebandleni le-Baptist elincane njengoba lisazi futhi i-Baptist kayisiyo inhlanganiso yesonto. Yayingayisiyo kwaze kwaba khathesi nje, futhi manje isisiba inhlanganiso yesonto njengezinye zazo. Kodwa isizathu ukuthi singabi inhlanganiso yesonto manje, siyinhlanganiso erekhodwa lapha emthethwandaba njengenhlanganiso, iqembu labantu eliziqoqanise ndawonye ukukhonza uKristu. Kodwa kasikho phakathi kwenhlanganiso yesonto, akula ozabusa phezu kwethu. Uyabona, akusiyo inhlanganiso yesonto, kuyinhlanganiso nje ubudlelwano phakathi kwamakholwa esiKristu angamakholwa. Abantu babuya lapha ebandleni, futhi leli kuba libandla labo lasekhaya nxa befisa ukubuya ingcwebe phila, futhi bengabuya lapha futhi bephikisane lakho konke esikuchumayelayo. Lokho kuphelele sibili, kusalokhe ingqe ungumKristu ulobudlelwano futhi lengalo eluliweyo njengabo bonke. Bona, nxa ngithe ngiyakholwa ekubhaphathizeni ngokucwilisa ngamanzi, futhi wena ukholwa ukufafaza futhi wahlala kahle kikho, sasiza kuba lokhu esifanana njengalokho esasiyaba yikho nxa sonke sasivumelana. Singangenelisi ukubona ilihlo ngelihlo ngokufananayo, kodwa ingqe ungumfowethu kumbe udade wethu ongumKristu wamukelekile ngokupheleleyo. Bona, wonke umuntu ngakho kasila inhlanganiso yesonto, ngoba ngicabanga ukuthi inhlanganiso yesonto iyehlukanisa ubuzalwane. Abanye babo bathi, awu kasilani lokho okwenza kuleyo mvuselelo, leyo yimvuselelo ye-Methodist, awu leyo yi-Baptist, kasila singama-Methodist, kasilani lokho okwenza lalokho. Mfowethu, nga uKristu ephakathi kwakho, silakho konke okokwenza ngakho, simele sibeke awethu kungumzimba kaKristu lo ohluphekayo. Futhi ngiyabona lokho kakhulu emazweni lamuhla ukuthi senze kanjani. Manje uKristu kazange enze loba kusiphi isikhathi ukuhlela ibandla lenhlanganiso yesonto. Manje lokho nje makuqiniseke kahle. Manje ngiza kulibuza kusasa ebusuku nxa loba yiziphi zalezi izinto elifuna ukubazazi njengembali engiyichuphayo kumbe okunye njalo. Kangila isikhathi nje ukudonsa lokho lapho, angisoze ngingene kwesinye isifundo ngoba ungaqeda amaviki phezu kwesifundo sinye. Kodwa nxa wena ufuna ukuba kwazi indawo loba yini, ngibuze nje futhi ubeke phezu lapha etafuleni, futhi ngizakwenza uphendulwe. Manje inhlanganiso yesonto endala futhi lebandla lenhlanganiso yesonto yakuqala, leyo esake saba layo libandla leKatolika, futhi yahlelwa iminyaka engamakhulu amathathu lokunye ngemva kokufa kompostoli wokugcina. Futhi kunjalo ukuthola kubobaba benasiya bakuqala, futhi ukuthola emibhalweni kaJosephus, futhi iningi labezembali abakhulu. Ubona, futhi mayelana le loba yisiphi sezikhathi zebandla kusehla kuze kube sekufeni kompostoli wokugcina, futhi leminyaka engamakhulu amathathu nganeno kwabapostoli kwakungela mabandla enhlanganiso zesonto, futhi iKatolika yayilibandla lokuqala lenhlanganiso yesonto. Futhi ibandla lesiProthestanti zinhlanganiso zesonto esezaphuma phakathi kwenhlanganiso yesonto engoqoko yakuqala eyazayo kwakunguLuther. Emva kukaLuther weza uZwingli, emva kukaZwingli weza uCalvin, futhi nje kusehla phansi njengalokho, futhi kusehla kusiya emvuselelweni kaWesley, futhi kusehla kusiya kuAlexander Campbell, John Smith, futhi lani okunye. Bona, kusehla phansi, futhi lamaqembu okucina esilawo khathesi ayizigaba ezehlukeneyo zesikhathi sePentecosti. Futhi ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu usebenzile esikhathini ngasinye, kodwa wake wananzelela ukuthi sonke isikhathi ibandla lapho lisehluleka futhi lapho besiba inhlanganiso yesonto bayaqala ukwehluleka khona lapho futhi lobanini besehluleka uNkulunkulu kalivusi lelo bandla futhi liyakhona nta ukuba yize manje wena nje nxa ufuna ukwazi imbali yalokhu singayiveza ukuthi akula bandla ngitsho lobanini embalini yamabandla lapho inhlanganiso yesonto eyake yawa yaphinda yavuka njalo Baptist, Methodist, Presbyterian, Lutheran loba kungaba yini lapho zisiwa seziphelile manje kunjalo manje lokhu ngilitshelile manje gqokani amabhatshi ngoba siza kwenza kunamathele lokhu bona akukazi loba kanye lapho umuntu ephuma njengomuntu ngamunye futhi wahlela ibandla laqalisa uNkulunkulu usebenza kanye lomuntu ngamunye hathi kanye lenhlanganiso yesonto uNkulunkulu ngakula sikhathi ake asebenza lenhlanganiso yesonto uhlezi esebenza kanye lomuntu ngamunye kutestamente elidala wasebenza kanye lomuntu ngamunye kutestamente elitsha wasebenza lomuntu ngamunye loba kusiphi isikhathi uhlezi esebenza kanye labantu munye ngamunye futhi hathi izinhlanganiso zesonto ngakho yikho ke nxa uNkulunkulu engekho enhlanganisweni yesonto kuncedani ukuba lolutho lokwenza kanye layo njengenhlanganiso yesonto manje kangikhulumi ngabantu abakuleyo nhlanganiso yesonto ngikhuluma mayelana ngenhlanganiso yesonto ngokwayo ngoba abantu bakaNkulunkulu bakulezo zinhlanganiso zesonto manje uNkulunkulu kavumeli loba yini isenzakala ngaphandle anike isixwayiso ngakho Bangikholwa ukuthi kulento leyo manje njengoba sinezindaba eziphumayo emabandleni njengale ebesilayo kungasikude mayelana legazi lamafutha lokunjalo ukuthi liyazi yona mfowethu Branham othandekayo incwadi futhi lokunjalo kodwa isizathu ngamelana lalokho ngoba kakukho elizwini futhi leso yiso isizathu ngimelana lenhlanganiso zesonto ngoba akukho elizwini Futhi kufanele kube lenye into okumele sisekele ukholo lwethu kuyo. Futhi nxa singeke silubeke lona phezu kwenhlanganiso yesonto, kufanele silubeke phezu kwelizwi likaNkulunkulu. Ngoba leso yiso kuphela isisekelo, ilizwi likaNkulunkulu. Futhi ke nxa ilizwi likaNkulunkulu lingakhulumi ngokwenhlanganiso yesonto, kodwa likhuluma limelana lenhlanganiso yesonto, khona ke Kufanele sikhulume kanye lelizwi kungenani lokuthi ubishopu loba ngubani uthini lokho okucatshangwa loba ngubani lokho okukhulunywa indoda elungileyo loba yini okuthini nga kungahambelani lelizwi likaNkulunkulu khona ke kuphambukile bona kumele kube njalo ilizwi kufanele libe into yokucina ilizwi likaNkulunkulu kufanele libe nguamen wokucina manje khumbula kangenzi loba ngubani ukuba angabi ngumKristu liyakuzwisisa lokho ezinhlanganisweni zamasonto kulamachumi ezinkulungwane zemiphefumulo eligugu kuzo zonke lezo zinhlanganiso zamasonto abangabantwana bakaNkulunkulu kodwa ukubahlukanisa futhi lokuba bandlulula ngimelana lakho futhi lelizwi likaNkulunkulu limelana lakho futhi ngiyakholwa ukuthi akula nkolo eselizweni lamuhla akula nkolo esehake yaba selizweni kodwa kwakhulunywa ngayo ngaphambili ukuthi iyeza ngelizwi likaNkulunkulu Ngiyakholwa ukuthi ilizwi likaNkulunkulu liyasinika yonke into esiyidingayo khona lapha elizwini kusukela isiqalo sethu kusiya ekucineni kutholakala khona elizwini likaNkulunkulu futhi ke ngiyakholwa ukuthi nxa kuselizwini likaNkulunkulu khona kufanele sikhuluma ngaphambili futhi ilizwi likaNkulunkulu liyisixwayiso manje bawubali ilizwi likaNkulunkulu sengathi ubala iphephandaba ubala ilizwi likaNkulunkulu ngomoya ongcwele bona ngoba umoya ongcwele ngokwawo ukhuluma ngoKristu oKristu ebonga uNkulunkulu ukuthi wafihla lezi zinto emehlweni abahlakaniphileyo labaqedisisayo futhi ezembula kuzingane ezingafundanga ngakho uyabona ngakulandlela yokuba ngofundileyo ngakulandlela yokwenza inhlanganiso yesonto kulendlela eyodwa yokuba ngoqondileyo lokho kokhelwa ngumoya kaNkulunkulu futhi leso sehlakalo ohabalaso kufanele sihambelane kanye lelizwi leli bona khona ke usukutholile bona njengalapho sisiza phansi lapha emizuzwaneni emilutshwane manje sisebenza labantu abanye babo ngamakhalvanisti ngokupheleleyo abanye babo ngama-amaniyeni ngokupheleleyo futhi ngendlela ezijiyeneyo manje kukhona kungenani ukuthi ukusika kube kuncane kanjani kulamacele amabili kukho kunjalo sibili futhi bonke bale micijo yokuphikisa ngayo kodwa into yakho ikuthi iqiniso lakho lingaphi yikho lapho esiza khona lapho esicabanga ngomusa kaNkulunkulu siyalitshengisa iqiniso lakho manje kasithatheni nje futhi yikho lapho nje engithole khona ezinye zalezi mfundiso zebandla ezilotshwe khona kasivuleni emabhayibhilini enu okwemzuzu emilutshwane nje lonke linakhathesi futhi kasiyeni kusambulo isahluko 1 kumbe kusambulo isahluko 17 siqale ngayo futhi nje kasiqaleni ukubala futhi sithole khona manje lapho amabandla lawa aqalela khona futhi yini okwakuqalisayo manje ibhayibhili liyaxwayisa ngaphambili into yonke liyaxwayisa ngaphambili insuku lezo esiphila kizo futhi khathesi isambulo isahluko 17 ngali ngakwanisa ngithe 13 bengingatsho lokhu kuse siyakuthola lokhu emva kwesikhatshana lokhu kusesiprofethini se-United States kodwa lalelisisani khathesi kwasekusiza kimi enye yezingilosi eziyisikhombisa yayile zitsha eziyisikhombisa futhi yakhuluma lami isithi woza lapha futhi ngiza kutshengisa wena ukwahlulelwa kwesifebe esikhulu esihlezi phezu kwamanzi amaningi manje khumbula lokhu kuzwakala kuyimfihlakalo manje lumfazi olodumo olubi manje nxa sizafundisa lokhu kuzafanele udinge kuqala ukuthi leyi imifanekiso ichoni manje owesifazane ebhayibhilini umela ibandla bangaki abakwaziyo lokho ukuthi singumlobokazi ibandla lingumlobokazi woza lapha futhi ngiza kutshengisa ukwahlulelwa manje kuza kuba lokwahlulelwa okukhulunywa phezu kwesifebe esikhulu owesifazane ongahlanzekanga ohlezi phezu kwamanzi amaningi manje owesifazane efanekisa ibandla futhi amanzi afanekisa abantu manje nxa ungakunanzelela khona njalo khangela indima 15 usaselapho indima 15 isahluko sinye yasisithi kimi amanzi owabonileyo lapho isifebe esihlezi khona ngabantu amaxuku izizwe le ndimi bona manje leli bandla elikhulu owesifazana omkhulu manje khumbula ungowesifazana olodumo olubi futhi nxa owesifazane emela ibandla futhi ibandla likaKristu lingumlobokazi umlobokazi ongcwele khona-ke nangu lapha owesifazana ongangcwele khona-ke kuzamele kube ngongangcwele ofanisa ukuba umlobokazi bona manje futhi kuyini akwenzayo uhlala phezu kumbe ukuba phezulu kutsho ukuba lokubusa phezu kwamanzi amaningi ngamanye amazwi kulamandla kuzo zonke izizwe lezi ndimi labantu ongumuntu omkhulu lo owesifazana unjalo manje lawo amakhosi omhlaba afeba laso ngoba amakhosi omhlaba aphingile amadoda anothileyo akwenzile ungakwenza njani inkosi ingenza njani ukuphinga lebandla yikuphinga komoya okomoya kuyini ukuphinga awu kunjengowesifazane ephila ngokungathembekanga endodeni yakhe uphila lenye indoda lapho ele ndoda futhi leli bandla khonake lifanisela ukuba ngumlobokazi kaKristu lapho lona liphinga lamakhosi omhlaba ngokuphila kwakhe okungcolileyo ukufakaza okungcolileyo oh kujulile futhi kunothile ngiyalithanda nje ilizwi manje nanzelela lawo makhosi omhlaba afeba laso futhi labakhileyo emhlabeni badakiswa liwayini lobufebe bakhe iwayini lakhe yilokho ayekunikeza ukuvuselela kwakhe. Silibandla, yithi esilakho. Bona, manje kudwebe nje lokho engqondweni yakho manje. Ukolongile, ngakho wangithwa, manje ingilosi yatshela uJohane, ngiza kutshengisa lokhu, ukwahlulelwa lokho okuzayo, kuleli bandla elikhulu. Manje khangela, ngakho wangithwala, ngikumoya, wangisa enkangala, futhi ngabona owesifazane, ekhwele phezu kwesilo, esibomvu, okubomvu, eBhayibhelini, kumela ubukhosi. Umbala okubomvu, ukutsho okubomvu, futhi isilo simela amandla. Like lananzelela, isilo sakhuphuka elwandle. Lokho kwakukusambulo 13, futhi lapho ubona isilo sikhuphuka elwandle, kutsho ukuthi lawa mandla ayephakama ngaphakathi kwabantu. Kodwa kusambulo 13, lapho leli wundlu lisiza, lakhuphuka emhlabeni, kungelabantu, iUnited States. Kodwa-ke, emva kwalokho, waba lempondo ezimbili ezincinyane, amandla ezelizwe, lawezenkolo, futhi-ke, wamukela amandla, wakhuluma njengomgobho akwenzayo phambi kwakhe. Ngakho nje, kumele ukuthi likubhale phansi, siza ekuzingelweni, ngokwezenkolo, kanye lezinto ezifanayo, lezo abazenzayo, eRoma yesihedeni, iminyaka eminengi edluleyo. Ngoba kuyi isho kanje inkosi. Manje, kukhangeleni, ekhwele phezu kwesilo, amandla. Lananzelela uRebecca. Lapho uEliyeza emfumana. Kwakusesikhathini santambama. Futhi wanathisa amakamela. Ngoba, uEliyeza wathi, kuba intombazana ezakuza. Futhi inathise lawo amakamela. Leyo izakuba. Futhi, enginikeze amanzi. Lowo uzakuba nguye omkhethileyo, inkosi. Ukuba ngumlobokazi wenceku yakho uIsaka. Futhi lapho esasemkhulekweni uRebecca weza futhi wakha amanzi futhi wamnika ukuba anathe futhi wanathisa amakamela. Nanzelela, ikamela kwakuyisilo futhi isilo esifanayo leso ayesinathisa kwakuyiso esamusa kumlobokazi wakhe uIsaka. Futhi lamuhla amandla kamoya ongcwele lawo ibandla eliwanathisayo futhi liwakhonza kuyinto ezalisusa kulumhlaba ukuhlangana lomlobokazi. Sibili, uIsaka wayephandle ensimini sokuntambama kasihlangani lenkosi phezulu enkazimulweni. Abase-Efesu isahluko 5 sithi sona sizahlangana laye emoyeni. Oh, lokho kwenza amamethodisti alungiselele ukumemeza. Cabanga ngakho. Bona, inkosi, uIsaka, wayephume endlini kayise, futhi ephandle ensimini, lapho ebona uRebecca esiza, ephezu kwekamela, futhi wamthanda, lapho embona kuqala, futhi weqa ekameleni, futhi wagijima, ukuyahlangana laye. Kunjalo, yikho lapho esihlangana khona lenkosi, futhi lona ikamela alinathisayo, lamthwalela endodeni yakhe. Futhi wona amandla, ibandla eliwakhonzayo, umhlaba eliwabiza ukuhlanya, lawo ibandla eliwakhonzayo, kuza kuba ngamandla afanayo, lawo azathatha ibandla phezulu, emoyeni, ukuhlangana lenkosi emoyeni, umoya ongcwele. Bona, ukukhona futhi, khangela, uRebecca wayeyintombi emsulo, futhi lumfazi liwule, esikhuluma ngaye lapha. Manje, liyakubamba ukuthi amandla ayini manje? Amandla ukuthi kutshoni lokho isilo wayephezu kokubomvu. Manje, lihlobo bani lwesilo okungaba yiwo okubomvu? Lokho kungaba ngamandla anothileyo. Lihlobo bani lwebandla lolu azakuba yilo manje? Ulibandla elinothileyo, futhi ulibandla elikhulu, futhi ulibandla elilamandla, futhi imfuzelelo yakhe ithanyela amaqhuku labantu, futhi amakhosi omhlaba enze ukuphinga kwamoya kanye laye. Lawo ngamadoda amakhulu omhlaba. Manje sizafumana ukuba ungubani ngomzuzu nje, futhi sifumanise mayelana ngalezi inhlanganiso zamasonto. Futhi owesifazane wayembethe okububende okobukhosi, embethe okwemibala eyibubende lokubomvu ececiswe ngegolide langamatshe aligugu lamaparela, lenkezo yegolide esandleni sakhe igcwele amanyala lokungcola kokufeba kwakhe. wayelani esandleni sakhe imfundiso yakhe leyo ayeyibambele abantu. Silibandla siyilokhu futhi wenza amakhosi omhlaba adakwa kanye laye njengalokhu. Siyilokhu singamandla amakhulu, siyathanyela izizwe zonke. Silibandla elikhulukazi elikhona, wozani nathani okoyethu lapha. Thululani kancane okwakho, lithathe lithathe nankoke lapho bona. Futhi wayelesandleni sakhe inkezo khangela, futhi owesifazana wayembethe okwemibala ebubende lokubomvu ececiswe ngegolide langamatshe aligugu lamaphereli. Elenkezo yegolide esandleni sakhe igcwele amanyala lokungcola kokufeba kwakhe. Manje bangani, kasivali iphephandaba lansuku zonke, sivala ilizwi likaNkulunkulu elilaphakade lelibusisekileyo. Wonke amazulu lomhlaba azadlula, kodwa lelo lizwi lizahlala kunjalo. Futhi ebunzini lakhe kwakulotshiwe ibizo, kwakulibizo elalilotshiwe bengisitsho, imfihlakalo iBhabhiloni elikhulu, umama wezifebe lowamanyala omhlaba. Manje lapha esinye isikhathi esedluleyo angicabangi ebandleni lapha, kodwa ngachumayela ngesifundo umbhalo emdulwini futhi sanika imbali yokuma kweBhabhiloni. Manje yonke into ethandazwayo eyake yaphakama, yonke inkolo futhi lakho konke okuthandazwayo lokho okukhona emhlabeni lamuhla kwaqala kuGenesis. Manje nga ungathola amaBhabhiloni amabili kaHislop nga ufuna ukulandelela embalini kumbe kwamanye amabhuku amahle, ungafumana loba yiphi into ethandazwayo ongafuna ukuyifumana. Ngizali buyisela emuva lapho okwemizuzu emilutshwane kwabesifazana abachumayelayo, bona futhi ngilitshengise nje lapho okwaqalela khona, bona emuva kuGenesis futhi lakulezi izinto ezehlukeneyo ukuthi zabuya njani zivela kuGenesis. Genesis kutsho isiqalo, bangaki abakwaziyo ukuthi lokho kunjalo. Genesis isiqalo, ngakho yonke into ekhona yayifanele ibe lesiqalo. Lapho ngikhangela isihlahla bengisegangeni ezimbili ezintathu phose ezimbili inyanga, ngiyabona isihlahla sihle kanjani, ngiyasibona siyawa phansi esinye sibuye endaweni yaso impilo eqhubekayo. Futhi ngiyacabanga ngalokhu, kodwa kwenye indawo leso sihlahla sasilesiqalo, kwakufanele sibe lesiqalo. Futhi indlela kuphela esasimiselwe ngayo ukuba isihlahla kumbe ukuba umoki kumbe umbhiji kumbe umphopula kumbe iphalimu kumbe loba kuyabe kuyini, kwakumele kube lomnini wenhlakanipho ngemuva kwaso. Kumbe nga lapho nje esisodwa kube lesihlahla somoki esisodwa, yonke into emhlabeni ibiya kuba isihlahla somoki. Kodwa enye into enkulu, umnini wenhlakanipho wayemele akubeke kuhleleke. Libusisiwe ibizo lakhe elingcwele, yena nguye owabeka inyanga lenkanyezi kuhlelo lwezinto ezisesibhakabhakeni. Wabeka into yonke ehlelweni lwayo, futhi uzabeka ibandla lakhe ehlelweni. Lizachibilika njengalokho afuna lona lichibilike, empumalanga, entshonalanga, enyakatho kumbe eningizimu kumbe loba yini ayikho. Lapho singasusa imicabango yenhlanganiso zamasonto phandle kwengqondo zethu, futhi siziphosele ngokwethu ngokugcweleyo eCalvary. Uzalibeka ehlelweni nganje singazehlisa njengezihlahla lezinye izidalwa zakhe. Awungeke ubone inyanga isithi kangikukhanya lobu busuku, abanye benu zinkanyezi khanyani endaweni yami, kodwa thina oh sahlukile. Uyabona manje iBhabhiloni, khangela ukuthi iBhabhiloni labonakala njani. Labonakala ekuqaleni kweBhayibheli, labonakala phakathi laphakathi kweBhayibheli, futhi labonakala ekugcineni kweBhayibheli. Manje kulenye into, manje waqala ngoNimrod. UNimrod wasungula iBhabhiloni esigodini seShinari khona duzane laphakathi komfula iTigris futhi leEuphrates, futhi iEuphrates yayedlula ngalapho. Futhi lokuthi kanjani wonke umgwaqo udlula lonke ilizwe lelo lalikhokhelela liqonde eBhabhiloni, futhi linye lalinye lamasango lawo laliphosa libe amakhulu amabili amafiti ububanzi. Lawo masango enziwe ngethusi, futhi lapho usiya phakathi komuzi weBhabhiloni sonke isitalada sasikhokhelela siqonde esihlalweni sobukhosi. Manje, ungaya eRoma, lamuhla, futhi wonke umgwaqo ukhokhelela eRoma. Futhi kukhona intombi emsulwa, encane, uMaria, eme kulolonke igumbi, ejikweni lomgwaqo, kanye lomntwana, uKristu, esandleni sakhe, ukhombele kuleyo ndlela, usiya eRoma. Bona, ibonakala kuqala, iBhayibheli, ibonakala phakathi laphakathi kweBhayibheli, futhi nansi lapha, ekugcineni kweBhayibheli. Manje, ngifuna ngiqhubeke ngibala okwemzuzu nje, emilutshwana, ukuze lifumane isisekelo salokhu. Bona. Kulungile. Futhi ngabona owesifazana. Manje khangela ibandla. Lapho ubona owesifazana, cabanga nje ngebandla. Bona. Ngabona owesifazana edakwe ngegazi labangcwele. Manje livela ngapi ibala elithi ongcwele? Ibala ongcwele livela ku ongongcwele, kumbe lo ongcwelisiweyo, ongongcwele. Kulungile. Ngambona edakiwe ngegazi labangcwele. Manje ngalo owesifazana elibandla ubezingela abangcwele, futhi ulibandla elikhulu, ulamandla phezu komhlaba wonke, uphezu kwamanzi amaningi, futhi yena amakhosi omhlaba enze ukuphinga laye. Awu, ungubani? Kungathi imfihlakalo. Manje umoya uzaku, liyazi, kumele kube lezipho zikamoya eziyisificamunwe emunye ebandleni, kukhona ukuhlakanipha, futhi lakomunye ukuqedisisa, futhi lomunye ukusilisa, futhi lomunye lokuthile, futhi langegazi labafela uJesu. Kukhangeleka sengathi babengelandaba kangaka lalokho uJesu akuchoyo, ilokho ibandla elakuchoyo. Kunjalo, futhi lokho kuqondile. Futhi lapho ngimbona ngamangala ngokumangala okukhulu, ngamangala ngokumangala, nga kwakuyinto emangalisayo mayelana ngaye ukuthi khona ngamangala kanjani ukuthi yena. Manje ake ngithathe indawo kaJohane futhi ngizame ukuvula lokho kancinyane. Bona, uJohane wathi, nango lapho ehlezi ufanisa ukuba libandla lesiKristu, ulokufinyelela konke emalini zomhlaba, ulamakhosi omhlaba phakathi enyaweni zakhe, uyinto enothileyo futhi ebukekayo ngemibalabala. Futhi angabe edakwe njani ngabafela uJesu? Angazingela njani abangcwele? Angababulala njani labo abafela uKristu? Futhi ke uzithi ungumKristu ngokwakhe, ibandla lesiKristu. Manje khangela, futhi ingilosi yathi kimi, ngakho ke umangalelani, ngiza kutshela imfihlakalo yowesifazana, futhi leyesilo esimthweleyo, futhi leso esasile amakhanda ayisikhombisa, futhi lempondo ezilithumi. Manje lokhu kuyikubala nje okujwayelekileyo lapha. Manje likubambe lokhu, lokhu kuza kuba lula kakhulu. Isilo owasibonayo sasikhona futhi kasisekho, futhi sizakwehla siphuma, sizakwenyuka emgodini ongelamkhawulo, futhi sizakuya ekubhujisweni. Futhi labo abahlala phezu emhlabeni bazamangala, amabizo abo ayengalotshwanga ebhukwini lempilo kusukela ekusekelweni komhlaba. Lapho bebona isilo esasikhona esesingasekho, futhi kukanti sikhona. Manje lokhu kuzafanele ukuncweba. Ngakho nanko ke lapha wathi, manje nanzelela ukuthi lapho bonke, hathi kuphela abalutshwane, kodwa bonke labo abahlala emhlabeni bazamangala. Bonke babo bazamangala, umhlaba wonke uzamangala ngalo wesifazana lo. Kukhona nje iqembu elilodwa elingasoze libe limangale ngakho, futhi yibo labo ababelamabizo abo ebhukwini lokuphila leundlu. Manje ngingahle ngingenise lokho khona phakathi lapha, ngoba sizangena kukho emizuzwaneni emilutshwane. Bona, amabizo abo abekwa nini ebhukwini lokuphila leundlu? Kusukela nini imvuselelo yokucina abahamba kuyo, ubusuku abaya khona elathini, ubusuku abajoyina ibandla? Kangizami ukulizwisa ubuhlungu, kodwa ngiyalitshela, iBhayibheli lathi amabizo abo abekwa ebhukwini lokuphila leundlu kusukela ekusekelweni komhlaba. Khona kanye lapho uNkulunkulu ekuqaliseni wabona ukuthi wayezathumela indodana yakhe, futhi wayezathatha indawo yesoni lapho igazi lendodana kaNkulunkulu lichithwa. IBhayibheli lathi igazi lakhe lachithwa ngaphambili kokudatshulwa komhlaba. Bangayi abakwaziyo iBhayibheli liyakutsho lokho ukuthi igazi likaKristu lachithwa ngaphambi kokusekelwa komhlaba. Lapho lelo gazi lichithwa lonke ilunga lomzimba ibizo lakhe elalotshwa ngalelo gazi ebhukwini lokuphila leundlu ekusekelweni komhlaba. Lesabani kangako, oh mfowethu, lokho kuvula iminyango bakukwenzi na? Aw, manje kasibaleni nje lokhu khona lapha kuthi sibone nga lokho khona okukhulunywayo kuqondile. Bona futhi ingilosi yathi kimi, ngakho ke ngiyakholwa indima 8 futhi isilo owasibonayo kulungile kuyikho. Isilo owasibonayo sikhona futhi kasisekho futhi siza kwenyuka emgodini ongela mkhawulo. Manje sesibuyela kulokho kodwa ngifuna ukuthatha lokhu okunye ngoba sizangena kiyo futhi siza kuya ekubhujisweni futhi labo abakhileyo phezu emhlabeni bazamangala labo amabizo abo ayengalotshwanga ebhukwini lokuphila kusukela ekusekelweni komhlaba. Kuza kuba lexuku emhlabeni ngamanye amazwi lelo eliza kukhohliswa ngoba wabakhohlisa futhi kwakuleqembu elilodwa kuphela elalingakhohliswanga futhi yilelo elalilamabizo alo ebhukwini lokuphila kusukela ekusekelweni komhlaba. Siyangena kulokho phambidlana. Manje nanzelela owesifazane ibandla wayeyimfihlakalo iBhabhiloni. Siyambona ebonakala ngoNimrodi. Yayeyini injongo kaNimrodi? UNimrodi wasungula umuzi futhi wabangela yonke eminye imizi ukubhadala imithelo kulowo muzi. Singayibona into enjalo lamuhla kule ndawo enjalo lamuhla kule bandla elilokubusa phezu kwezizwe zonke emhlabeni na? Ngeqiniso kule ndawo lamuhla yenza izizwe zonke zibhadale umthelo kilo na? Ikhona indawo na? Ngasiqhubekeleni phambili futhi sibale okunye konke kwalokhu kancinyane nje ukuze lithole umfanekiso wakho konke. Kulungile. Ubone isilo esasikhona ngasisekho futhi kukanti sikhona futhi nazi ingqondo elokuhlakanipha. Manje bangaki abaziyo ukuthi ukuhlakanipha ngeyinye zezipho zikamoya? Manje luhlobo bani lweqembu akhuluma kilo khonake? Kumele abe ekhuluma eqembini labantu abale zipho zikamoya zisebenza kuleli bandla. Nanku kuyo ingqondo leyo elokuhlakanipha. Manje wena mana dinga ukuthi konke kulezi izikhathi zebandla lapha udonsele phandle umoya ongcwele ekhuluma ukuthi kanjani lezo zipho zisebenza ensukwini zokucina. Manje silezi zipho zokusilisa zisebenza, oh kuhamba kuhle. Hawu mfowethu, kulezinye izipho leso nje ngesinye sazo leyo nje into encane. Awu, lapha kulesipho esikhulu okwedlulisileyo lapha esingaba sihle kunazo zonke, isipho sikamoya ongcwele sokuhlakanipha ukubeka ilizwi likaNkulunkulu ndawonye futhi lokutshengisa ibandla lapho esima khona kulokuba nje lo muntu osilisiweyo. Sonke siyafuna ukuba ngabaphilileyo kodwa ngingangcono ngibe lo mphefumulo wami uphilile kulo mzimba wami uphilile loba nini. Oh minabo, zwana umoya ongcwele ukhuluma ngoJohane ePatmosi wathi nanku kwaba lokuhlakanipha. Makalalele kulokhu. Manje sesisiba lompikitsha udwebeka lapha nanku futhi nansi ingqondo elokuhlakanipha, amakhanda ayisikhombisa ayizintaba eziyisikhombisa lapho owesifazana ahlezi khona kule dolobho elilodwa kuphela engilaziyo emhlabeni. Kungamadolobho amabili engiwaziyo alezintaba eziyisikhombisa kumbe ezedlulayo phakathi kwawo, iCincinnati ngenye yawo okumele ukuba yindaba yamanga ngeCincinnati kungumama Mpisi. Liyazi lokho lokunjalo kodwa ilokuneni kulalokho phakathi kwayo. Kodwa kakula lebandla elilodwa elibusa phezu kweCincinnati kule ndawo eyodwa kuphela emhlabeni wonke elebandla elihlezi phezu kwentaba eziyisikhombisa elibusa phezu komhlaba wonke jikelele. Manje ngisanda kuvela khonale zonke lezo zinto futhi ngabona lapho okwathi kuthi nanku lo olokuhlakanipha isambulo 13 lo olokuhlakanipha makabale izibalo zesilo ngoba isibalo somuntu hathi iqhuku labantu iqembu labantu kodwa umuntu futhi isibalo sakhe ngamakhulu ayisithupha lamachumi ayisithupha lesithupha ngihlala ngisizwa ukuthi ngaphezulu kwesihlalo sika papa weRoma kulotshiwe Vicarius Filii ngihlala ngimangala ukuba lokho kwakuliqiniso dweba umzila futhi udwebe phezulu kwezinombolo ngezinombolo zamaRoma futhi ubone nqa khona kuyikho kuyilo kanye iqiniso ngama kangako duze lomqhele owathathu kapapa ephakathi kwengilazi ukubusa phezulu kwesihogo izulu lepurgatory bona ngakho lezo zinto ngisanda kuvela khonale ngivele eRoma futhi ngiyazi kuliqiniso manje siyazi kubonakalisiwe futhi lapha amakhosi ayisikhombisa amahlanu awile okwakukuleso sikhathi futhi lenye ikhona ileyo ezayo manje okwaye kunguKhesari futhi lenye kayikafiki okwakunguHerodi lo owayemubi manje khangela khangela ukuthi kuphelele kanjani futhi lapho esiza kumele aqhubeke okwesikhatshana esincinyane ukhona okwaziyo ukuthi uHerodi wabusa okwesikhathi eside esinganani inyanga eziyisithupha wahudula unina esitaladeni esigodweni sinye esebhiza futhi wachisa idolobho futhi wethesa umlando amaKristu futhi wazitshayela icaco lakhe eceleni kwentaba lapho vavesa lapho besachisa idolobho inyanga eziyisithupha eziyisithupha futhi bona futhi isilo manje khangela khangela waye eligwelegwele elinjani bona manje khangela futhi isilo esasikhona futhi asisekho loba ungowesifica minwe mbili futhi ungowesikhombisa isimilo sowesikhombisa futhi uyaye kubhujisweni loba ngubani uyazi ukuthi ekubhujisweni kutshoni kuyisihogo futhi khangela lapha enyuka khona esihogweni kuyini imigodi engelamkhawulo ngakula sisekelo semfundiso yekatolika ngakula bhayibhili emfundisweni yekatolika ngakulanto enjengebhayibhili kumfundiso loba yiphi yekatolika ngiyithola kancane ngabazitsho ukuba balayo umpristi wahlala phezulu lapho umpristi omncinyane phezulu lapha ebandleni lesecred heart weza lapho wathi oh wa ngangimtshele mayelana ngokubhabhathiza uMary Elizabeth Fraser wathi oh wambhabhathiza ngendlela ibandla lekatolika yasekuqaleni eyayibhabhathiza ngayo ngathi kwenziwa nini lokho wathi ebhayibhilini lakho ngathi ibandla lekatolika labhabhathiza njalo leyo kuyimfundiso yebandla lekatolika na yebo ngathi ngokungaguquki kwebandla lekatolika kungani selitshintshe kangaka bona wathi aw bona lonke liyakholwa ibhayibhili sikholwa ibandla bona kasila ndaba lokho ibhayibhili elikutshoyo kuyilokho ibandla elikutshoyo kunjalo sibini uke wabuya ekutshengiselaneni ngiyo izame kanye bona kabala ndaba lokho ibhayibhili elikutshoyo lokho kakulani lokwenza lakho vale ndaba nalokho ibandla elikutshoyo bona kodwa kasila ndaba lokho ibandla elikutshoyo sikholwa lokho uNkulunkulu akutshoyo amen ngoba ibhayibhili kulotshiwe makuthi lonke ilizwi lomuntu libe ngamanga futhi elami kube liqiniso yiso isizathu singayisiyo inhlanganiso yesonto manje khangela lalela kulokhu okomzuzu nje amakhosi amahlanu ayekhona ayewile amakhosi amahlanu nga ufuna lokho embalini ngizakulitshengisa futhi omunye ukhona futhi omunye uyeza manje khangela isilo manje isilo sasingayisiso inkosi sasingulo okhona lo ongasekho futhi kukanti ukhona futhi engekho kukanti yena ekhona futhi engekho kuyikuyini ikulandelana kwabopapa amandla isilo sibusa yikho lapho iRoma yesiyedeni yaguqulwa khona ukwenza iRoma ephansi kukapapa iRoma yesiyedeni yaguqulwa khona ke yasisiba ngeyabopapa ukuba baba lopapa esikhundleni senkosi futhi upapa inkosi yokomoya yiso isizathu etheswe umqhele inkosi yokomoya ezitsha ukuba ngumeli kaJesu Kristu Nankoke, manje nanzelela, futhi sizaletha leyo mfundiso eKatolika, lapho futhi silitshengisa ukuthi yangena njani, khona phakathi kwamabandla amaProtestanti. Bona, ukuthi lokhe isasekhona njani, emabandleni amaProtestanti, okuningi kwayo. Iphambene qathu, leBhayibheli, iphambene sibili. Manje, isilo esasikhona, esesingasekho. Manje khumbulani, wonke bazakhohliswa emhlabeni, labo ibizo lakhe lalingalotshwanga kusukela ekusekelweni komhlaba. Ngasiboneni, futhi isilo esasikhona, futhi esingasekho, indima 11. Kanti ngesesificaminwembili, futhi singesesikhombisa, futhi siya ekubhujisweni, sizaqhubekela phambili, size sitshayelele yena imigodi engelamkhawulo ekugcineni komgwaqo. Futhi impondo ezilitshumi ozibonileyo zingamakhosi alitshumi. Manje khangela lapha, nxa ufuna ukubona enye into emangalisayo, khangela lokhu. Ngamakhosi alitshumi angeke emukeli umbuso, kodwa aza kwamukela amandla njengamakhosi, ihola elilodwa kanye lesilo. Ngawasiyo amakhosi athweswe umqhele, angontando kayiphikiswa. Bona kabazange babe yinkosi eqheliweyo, kodwa bamukela amandla njengamakhosi, ihola elilodwa ekubuseni kwesilo. Lokhu nje kukulesi sikhathi samathunzi esincane, khona khathesi lapho ontando kayiphikiswa abaphakama khona. Bona ukwamukela amandla njengenkosi, ihola elilodwa kanye lesilo. Manje kulungile, bona alengqondo yini futhi ayakunika amandla lokubusa kwawo kuso isilo. Lawa azakwenza impi leundlu, futhi iundlu lizakuwanqoba. Tumo, ngoba liyinkosi yenkosi, lombusi wababusi, futhi lalabo abakanye lalo ngababiziweyo, labakhethiweyo, labathembekileyo. Ngiyafisa ngingatshumayela umbiko khona khathesi kulokho, abakhethiweyo ngaphambi kokusekelwa komhlaba, futhi behlezi bethembekile ekubizeni kwabo. Haleluya! Kunjalo, babiziwe abakhethiweyo labathembekileyo. Ula yisihlanganiso, bona abakhethiweyo labathembekileyo baza kumnqoba yena, kungenani lokuthi bakhula okunganani. Futhi lalesi isikhomanisi esikhulu, ingqubo yesikhomanisi esilayo lamuhla, lingakhathazeki ngalokho. Lokho kusebenza khona kanye ezandleni zikaNkulunkulu. Ngingakutshengisa ngeBhayibheli leli, uza kumenza ahlupheke ngayo wonke umfelo ukholo ambulalayo. Yebo mnumzana, wena khangela lawo makhomanisi wonke avumelana ndawonye, futhi azamzonda, futhi lesizwe sonke umhlaba wonke uthanyelela isikhomanisi. Ngani? Kufanele kube ingqubo kaNkulunkulu ukusijezisa, uthi mana okomzuzu kothi Branham, isikhomanisi ingqubo kaNkulunkulu ngempela. Sibili, ingqubo kaNkulunkulu, iBhayibheli latsho njalo, kodwa ingena ukumemezela ukwahlulelwa phezu babangela buNkulunkulu, futhi labalihlazo abantu abangamavezandlebe. Kuyini okuseleyo kulumhlaba? Kuyini esilakho? Lapha ngolunye usuku ngizakuma esifundweni sami nje okomzuzu, nxa kungenzeka ngangibala isiqetshana sombhalo lapho umntwana olivezandlebe kayikungena ebandleni lenkosi okwezizukulwane ezilitshumi lane. Bangaki abakwaziyo lokho? Kunjalo uDeuteronomy 23, umntwana olivezandlebe nxa owesifazana ebanjwa ensimini, kulapho ekude lokuvikelwa indoda, futhi indoda ibisikhulela owesifazana lowo, leyo ndoda kumele imthathe, futhi kungenani lokuba esiba lihule, kufanele aphile laye aze afe. Futhi nxa owesifazana emgana kumayelana lokuthi uyintombi emsulwa, futhi yena engayisiyo, khona-ke uyakubulawela lokho. Futhi nxa indoda lowesifazana abathetheneyo futhi bezala umntwana olivezandlebe, ukuthi ibandla lenkosi kayikulingena okwezizukulwane ezilitshumi lane, futhi iminyaka engamatshumi amane isizukulwane, kuza kuba iminyaka engamakhulu amane lapho leso sono siphuma ko-Israyeli. UNkulunkulu uyazonda isono. Ukhangelela njani ukuhamba phezu kwegazi elingcwele lenkosi uJesu, ngoba nje ungowenhlanganiso yesonto yethile? Ukhangelela ukungena phakathi, uzakuza ngendlela zikaNkulunkulu, kumbe vele kawuzi ngitsho? Olungile, Dikoni, Chumayeli, loba yini lokho esingaba yikho. Kakulani lokwenza kanye lakho. Uza ngendlela kaNkulunkulu. Izizukulwane ezilithumi lani. Umuntu uhlezi khona khathesi. Lo owayeqoqa lokho lami. Wathi, singakwazi njani lo oza kusindiswa khonake. Ngathi, yikho lapho ke. Lapho omele khona ube ngumCalvin ozwayo. Ibizo lakho labekwa ebhukwini ngaphambi kokusekelwa komhlaba. UNkulunkulu uthatha lowo mthombo wegazi. Lokhu kukuwe. Bona. Kodwa lokho kulani. Lalela. Nginabantu abatsha. Lamuhla. Kangazi kumbe lize kuleli bandla. Kumbe lapho elivela khona. Nginabafana abancane lamankazana. Like lananzelela. Izinto elizenzayo. Nxa kulesinye isizukulwane. Abantwana benu. Baza kugwahlulelwa ngalokho elikwenzayo. Kalila nhlonipho yokuziphatha ngembeko. Lina mankazana eliphandle lapha eligqoka lokho okudala okumakabhudula okuncane futhi lezinto lapho liyazi lokho kuyatshengisela endodakazini yakho like labakwazi ugogo wakho wayigqoka okungenyela nhlonipho lo mama wakho inkazana yamakhorasi futhi yiso isizathu wena ungumanqunula lamuhla ngeqiniso kuyini abantwana bakho abaza kuba yikho. Yebo mnumzana, uNkulunkulu wathi uzavakatshela ububi babazali phezu kwabantwana labantwana babo kuze kube ngezintathu futhi lezine izizukulwane. Futhi uyananzelela mfo wami sonke isikhathi usenza lokho okulungileyo lokho kuyavakatshelwa ebantwaneni bakho. Khangela lapha ngasithatheni amaHebheru isahluko 7 iBhayibheli lathi lapho uMelkizedeki ehlangana lo-Abrahama evela ekubulaweni kwenkosi futhi wambusisa. Futhi yathi manje, uLevi ukhuluma ngokubhadala okwechumi. Wathi, uLevi wayelohlelo oluvela enkosini ukwamukela okwechumi kubafo wakhe. Futhi uLevi owamukela okwechumi wabhadala okwechumi esasekhalweni lukwa-Abrahama lapho ehlangana loMelkizedeki. Futhi u-Abrahamu wayengukhokho wakhe. U-Abrahama wazala u-Isaka. Isaka wazala uJakobe. UJakobe wazala uLevi. uLevi ubaba. Ubaba omkhulu. Ukhokho. Futhi lapho uLevi esasekhalweni lukwa-Abrahama, iBhayibheli lathi wabhadala okwechumi kuMelkizedeki. Haleluya! Ungavumeli muntu akutshele ukuthi loba luhlobo luphi lwengubo emhlabeni olungaphazamisa ivile elikhulu likaNkulunkulu lihamba khona kuhle kwakuhleliwe emuva le ekuqaliseni. Kakula bodeveli kumbe odeveli abaneleyo abangaphazamisa uhlelo lwakhe. Manje iBhayibheli kalizange lithi ngeyinye indlela wabhadala. iBhayibheli lathi wabhadala okwechumi lapho esekhalweni lukakhokho wakhe. Dumo! Leyo inkosi yami. Oh, wayekwazi loba kunjalo ngaphambi umhlaba ungakabunjwa. Wakwazi into yonke. Futhi ku-Abrahama wabhadala okwechumi. Futhi dadewethu, mfowethu, ungagijima njani lapha? Futhi abantu baphile, futhi bagijime labafazi babantu, futhi labafazi becitha imizi, futhi liphila ngendlela eliyenzayo, likhangelela isizukulwane esilandelayo ukuba sibe njani? Nanko okuyikho, sokuze kwaba yinto engasilutho kuphela, ixuku lamavezandlebe elizelwe lichaphazekile, ixuku lokubola. Futhi kulento eyodwa esaleleyo kukho ukuthi lusuku lweathomu esiphila kulo kunjalo sibili sesisesikhathini sokucina. Ngihlezi lokhu kusa emuva phetsheya kwezintaba zaseKentucky ufana omncinyane wakudala wawungeke ufike kuye amafidi alithumi ekwenzeni ilambazi lamabele mhlawumbe engazi lokuba yisiphi isandla sokudla kumbe esenqele. Lapho esizwe ngase ngisendaweni efakwe izikhonkwane ngangingakwazi lapho engangikhona ngangiphakathi nje kwamanye amagodi futhi ngangisiya phezulu lapho ngisiyazingela osinti futhi lapho ngihlala phansi phezulu lapho ngaqala ukukhuluma laye. Futhi lumfana wathi wayesiya empini futhi thola ukuthi saqala ukukhuluma ngenkosi futhi wathi Thumayeli ngakukholwa ukuthi sesisesikhathini sokugcina na khonale emuva phezulu kuzona lezo izintaba ngathi sibili sesikiso sibili ndodana sesisesikhathini sokugcina nanko sesilapha leli yilo ihola esiliphilayo mfowethu sesisendaweni kaliboni ukuthi omama emuva endulo labo baba babephila kanjani labo mkulu logogo ngawuboni ukuthi ubaba lomama baphile njani akumangalisi siphakathi kokubola lamuhla akumangalisi ungathumayela ikhanda lakho lize likhumuke bazagqoka okabhudula nje ngokufanayo futhi bakhafulele ebusweni bakho bayabhema igwayi futhi balivuthelele kuwe futhi bathi bona ngokwakho ngani ngoba yilo uhlobo abaphuma kulo ngizangena kulokho ngokuqondileyo imbewu yenyoka sizafumana ukuthi ungena ngapi sibone kungani besenza njengalokho bangabantwana bakadeveli kusukela ekusekelweni komhlaba unjalo futhi akusilutho phakathi oluseleyo ngakho kuphela ukwahlulelwa iyo into eseleyo ngeke kube lolunye ulutho kodwa ukwahlulelwa uNkulunkulu uzayishaya yonke into iphele futhi umuntu ukwenzile ngokwabo uNkulunkulu wayengamiselanga khona kube ngaleyo ndlela kodwa wabakwazi kuza kuba ngaleyo ndlela yiso isizathu wathi yena uzakhohlisa bonke abaphila phezu kobuso bomhlaba ngaphandle kwalabo amabizo abo abekwa ebhukwini lokuphila leundlu phambi kokusekelwa komhlaba kasikukhangeleni vala ngaphambi idlana kancane khathesi manje khathesi ngiyakholwa sesikundima 12 futhi impondo ezilithumi owazibonayo ngamakhosi alithumi angakamukeli umbuso kodwa amukeliswa amandla njengamakhosi ihola linye kanye lesilo lawa azakuba kuba lengqondo inye futhi azakunika isilo amandla lokubusa kwawo futhi lawa azakulwa lewundlu lewundlu liyakuwanqoba ngoba liyinkosi yenkosi lombusi wababusi labakanye lalo ngababiziweyo abakhethiweyo labathembekileyo futhi yasisithi kimi amanzi owawabonayo lapho sihlezi khona isiphini ngabantu amaxuku izizwe lezindimi impondo ezilithumi owazibonayo phezu kwesilo lezi zizazizonda isiphini khangela lokho khathesi lezi impondo ezilithumi leyi mivuso elithumi bona yikho konke kuwela phakathi lokhu laba ontando kayiphikiswa abayikho khangela indlela ontando kayiphikiswa abaye yame kuyo iye yame ngapi nje ngitshele untando kayiphikiswa lo ongeyami kusikhomanisi bona futhi baza ku ini zonda isiphini owesifazane ibandla kodwa ini khangela ukuthi kuyini okuza kwenza lezi ziyakusizonda isiphini zisenze incithakalo futhi sibe yize futhi zidle inyama yaso futhi zisichise ngomlilo bazayivuthuza leyo nto isuke emephini khona nje njengalokhu ngimile lapha sibe lesikhathi sokuthatha leso sifundo lapho ngalelo bandla futhi sikugijimise sehle ngombhalo lapho owathi balani wonke amakhosi alumhlaba futhi labo bonke abanini bemikhumbi futhi labo bonke bazalila ngoba iBhabhiloni elikhulu lihlangene lencithakalo yalo phakathi kwehola ihola linye isikhathi sakhe sase sifikile futhi oh watsho kanjani thokozani lina bangcwele futhi lani lonke lina baprofeti abangcwele ngoba uNkulunkulu usephindisele igazi labangcwele futhi labazalwane benu phezu kwakhe bona kunjalo sibili isikhomanisi sidlalela khona ezandleni zikaNkulunkulu njengenkosi uNebukadineza wadlalela khona ezandleni ukuza ezowathatha amaJuda lapho besuka behamba futhi isono singaqhubeka sibolisa imbewu elungileyo ingasala phakathi lapho futhi imbewu iqhubeke ibola futhi ibola futhi ibola ize ithi emva kwesikhathi iyaphela iyafika endaweni ngoba omama babo futhi labo baba futhi lokunjalo baphile kanjalo phambi kwethu futhi ngaleyo ndlela kuze kungabila lutho olusisaleleyo futhi uyazi lokhu uJesu akuchoyo nga engazange wafinyeza umsebenzi ngakuyikuba ngitsho le nyama engasinda liyakubona Siyakubona kungani sila lokhu ngangenzi inkulumo okuka Arthur Godfrey labantu bonke uyazi bona lokuka Elvis Presley futhi lokulengisa ukhalo amahovolosi lenwele zilengele phansi entanyeni zabo futhi lakho konke lokhu indlela ontanga abenza ngayo wenzani na kuyini ngoba kuphuma phakathi kwecubu elaphila ngaphambili abantu abangamaveza ndlebe akusela lutho oluseleyo oh bayasukuma bahlabele duzane lo nkulunkulu wami kuwe njengomdobhi wephizi ueni lokunye lokunjalo njengalokho mfowethu uyazini lokho ikuzenzisa ngoqobo yebo mnumzana abantu ngabala msebenzi kule iphulipithi abaphuma phandle lapho futhi irogu lerolo ledumdum futhi lalo lonke uhlobo lwezinto akala ngitsho itshatshana lomsebenzi ngemuva lapha lokhu kungokwabapristi ababizwe ngunkulunkulu abatshumayeli ababizwe ngunkulunkulu bangabangemuva lapha futhi kayisiyo yangemuva lapha okokunjengalokhu yilo uhlupho ngakho lamuhla sebenze ibandla langasilutho olwedlula ikilabhu ikilabhu ilungile funa ukwenza lokho kukuwe kodwa wothi ngikutshele kulo mahluko omningi ngokuzama phakathi kwekilabhu lebandla yebo mnumzana ufuna ukwenza lezo zinto phakathi kwekilabhu futhi ube lazo zonke inhlobo zamaphathi futhi lokunjalo lokho kukuwe kodwa mfowethu ibandla kufanele lithanyelwe kusuka kuphulupithi indlela yonke kusiya endlini yangaphansi kunjalo ngangitsho ukuthanyelwa ngamafasitela amatsha futhi nokunye okunjalo ngitsho ngeyesidala imvuselelo ethunywe ngunkulunkulu ezahlakaza linto kusuka kwelinye icele kusiya kwelinye yebo mnumzana njengokulumathisa isibane segetsi kwexuku lamahuhu esiqinise aphula yebo mnumzana ayahlakazeka lapho isibane sikhanyisa manje khangela wale ngondonye wanikeza amandla awo sengingaphansi kwalokhu manje impondo ezilithumi yebo manje ngoba unkulunkulu ukufakile enhlizweni zabo ukugcwalisisa intando yakhe nankoke futhi lokuvumelana lokupha imibuso yabo kuso isilo kuze kugcwaliseke amazwi kaNkulunkulu manje futhi owesifazana ombonileyo ulidolobho elikhulu elibusa phezu kwamakhosi wonke omhlaba manje akusela kudingeka ukudobhadobha siyakwazi ukuthi lokhu ikubusa kwekatolika akudingi ukuba lomuntu ngiyakukholwa lokho ngokuqinileyo njengoba ngikholwa ukuthi ngemukela umoya ongcwele ngiyakukholwa lokho kakuhle njengoba ngikholwa ukuthi ngingumkristu ngimi lapha lamuhla lokho kubusa kwekatolika kuyidolobho iVatican lidolobho elihlezi ezintabeni eziyisikhombisa ukubusa kwebandla kuyisilo esasikhona esingasekho uyibhabhiloni kuyinto yonke efanekiswe nje qathu ngokupheleleyo yonke indlela ngemibhalo kulibandla lekatolika manje lapha nansi indawo yakho eza kwethusa uthi awu ngawutshayi mina mfowethu Branham kodwa wothi nje ngikubuze enye into kasibuyeleni khona ngemuva khathesi kundima 5 futhi laphezu kwekhanda lakhe kwakulotshiwe imfihlakalo iBhabhiloni elikhulu umama wamanyala umama wezifebe lo wamanyala omhlaba kuyini ayeyikho ISIFEBE futhi wayengu MA ini UMA wayezele enye into umama wamadodana wezifebe yini isifebe into efanayo njengesifebe owesifazana ongaziphathiyo kuyini okwamenza engaziphathi imfundiso yakhe wayefanisela ukuba libandla lesiKristu kodwa esipha inkolo enziwe ngabantu futhi lapha ukuthi wayeyinhlanganiso yakuqala khonake kukhangeleka njengokuthi kulezinye inhlanganiso ezaphuma kuye yena wayengumama wezifebe kuyikho lokho na umama wezifebe wayengeke abe ngumama manje wabafana wayengeke abe ngumama wakufanele kube ngumama wabesifazana futhi nga kwakungabesifazana kwakungamabandla Manje, kasi tingeni, kuyini okwaphuma phandle kwe? Yayiyiphi inhlanganiso yakuqala? Ibandla leKatolika. Yayiyiphi inhlanganiso yesibili? Luther. Yayiyiphi inhlanganiso yesithathu? Zwingli. Kuyini ehlela phansi kukho? Calvin. Futhi lapho, kweza kuAnglican. Futhi Anglican, kwehla kuMethodist. Methodist, kuyini iMethodist eyakuvezayo? Phakathi kwalapho, waphuma uAlexander Campbell. UAlexander Campbell, kweza uJohn Smith. Kuphuma Alexander Campbell. Ibandla lamaKristu. Khona-ke, baba lamane kumbe amahlanu, ama-Church of Christ. Lokho konke, lokho okunye, okwezinkolo ezincane. Waphuma phandle. Khona-ke, nanku kusiza ibandla leBaptist. Yaba lokungamaqembu okuncinyane okuningi okwaphumayo futhi phakathi kwebandla leMethodist waphuma phakathi kwebandla leMethodist waphuma kuqala iMethodist kaWesley futhi badazuka kane kumbe kahlanu khona-ke basebesiza kolunye uhlobo lwamaMethodist futhi-ke basebedazuka njalo khona-ke basebesiza kuma-Free Methodist futhi khona-ke basuka kulokho baba ngamaNazareni futhi kusukela kumaNazareni kusiya kuma-Pilgrim Holiness futhi la kuma-Pilgrim Holiness kusehla phansi inkolwanyana nje ziphuma kanjengalokho kuqhubeka kusehla phansi ngamunye walabo baqali abancane ngemuva lapho beza besehla futhi bonke benzani futhi kwacina sokusePentecost futhi iPentecost yenzani into efanayo umama wabo ayenzayo babuyela emuva futhi bazihlela futhi kwaba yini inhlanganiso yesonto ngena phakathi kweyodwa into yokuqala yini imfundiso yakho mfana bayakugama ngegama elamazinyo amahle bona ukufumana ukuthi uyini lokho okukholwayo futhi nxa ungahambelani labo fowethu uyaqotshwa khona manje futhi kunjalo futhi ungacabangi ukuthi ngoba nje ungumpentekosti ukuthi uvikelekile fowethu kuzakuba nje labaningi amapentekosti phandle komgwaqo njengoba benjalo emgwaqweni ngiqinisekile bona manje zonke lezi zinhlanganiso nxa babechiye nje isibusiso sePentecost sinjalo bengasenzi inhlanganiso basigcine phakathi nje kwabuzalwane futhi bayekele umoya ongcwele ehlukanise umoya ongcwele uyehlukanisa uAnaniya loSafira beza ngesinye isikhathi bathi lokhu lalokhu futhi umoya ongcwele wathi ungani liqambe amanga kodwa sithi manje lowo ngumfowethu uJones lingatshola utho olubi ngaye khathesi ungumbhadali omkhulu esilayo ebandleni ngiyakwazi ulo moya ongcwele ngamuzwa ekhuluma ngezindimi futhi ngambona ememeza esemoyeni lokho kwakulani lokwedlula ukuthulula iphizi esikhumbeni senkomo esomileyo bona kakulanto yokwenza lapho unkulunkulu nguye otshoyo nguye olokutsho loba unjalo kumbe hatshi ngeqiniso kodwa sasuka enhlanganisweni yesonto yethu awu siyamkhahlelela phandle kwe-assemblies iOneness iyamthatha iOneness iyamthwala okwesikhatshana futhi-ke bese bemkhahlelela phandle ngoba bayamthwalela khonapho futhi abe-Jesus only bamthathe abe-Jesus only bayamthwala okwesikhatshana futhi-ke into elandelayo emthathayo i-Church of God iyamthatha i-Church of God prophecy iyamthatha le nqubo ye-Tomlinson imbambe oh minabo mfowethu uba singaphelelwanga lokho kukuPentecost imvuselelo yokucina futhi kathesi bale blue flame futhi balabakhonzi bamafutha le gazi ebusweni futhi oh isihawu angazi lapho asebekhona kathesi into eyodwa nje lokho into yonke isibonisiwe belikwazi iBhayibheli lathi kuzabola belikwazi iBhayibheli likhuluma ngalolu suku kuza kuba lapho la matafula enkosi azagcwala amahlonzo futhi lathi ubani engingamfundisa imfundiso ubani engingamenza angizwisise ngoba umthetho kufanele ube phezu komthetho phezu komthetho phezu komzila phezu komzila ubani angamfundisa imfundiso labo abalunyulwe eveleni umama bona manje kakula owesifazana olokuziphatha okubi kuleli dolobho ongeke angazali indodakazi eyintombi emsulwa uyiyo lapho ezalwa manje futhi angahamba kuhle. Kodwa nga ungananzeleli ngomama wakhe obelaleyo mvelo leyo nkazana okungaba kuphindwe kasificamunwemunwe phakathi kokulichumi uza kwenza kanye ngendlela umama wakhe enza ngayo. Manje yakwazi lokhu kunjalo. Owesifazana omdala ongumphathi wendlu yodumo olulu engazala inkazana encinyane engaba leminyaka elichumi lasithupha yobudala ehlanzeke nje futhi lembeko njengaloba yuphi umduze. Kodwa nga engaqhubeka kuleyo ndlela, kodwa into yakho ikuthi uyabuyela khona emuva futhi enze njengomama wakhe. Manje ibandla leKatolika lalilihulela kuqala elidala elize lezimfundiso elazenzela zona ngokwakhe ukukholwa okungekho. Lokho iBhayibheli lathi waphuma emgodini ongelamkhawulo futhi uzabuyela ekubhujisweni. iBhayibheli yakutsho lokho. Manje nxa befundisa lokho kuphambukile, kuphambukile ngokwelizwi likaNkulunkulu. Futhi ke nanku kusiza ibandla leMethodist elazalwa liphuma kuye ininakazi elihle. Kodwa kuyini akwenzayo? Waphenduka khona emuva futhi wenza izinto ezifanayo lezo umamakhe azenzayo. Uvumela ibandla lakhe ligqoke amakabhudula, ubavumela babheme igwayi, uyavumela beqhubeke futhi besenza njengabakwenzayo. Kakula lutho olukhulunywa ngakho okumalusi okuncane okudalanyana okuyimboza emuva lapho, ipulupithi emuva lapho. Uyesaba uzalahlekelwa ngumholo ngelinye ilanga kumbe ipani yamabhisikiti. Ake ngikutshele mfowethu, ngingangcono ngithumayele ivangeli futhi ngidle amabhisikiti esoda futhi nginathe amanzi esifudlana futhi ngikhulume iqiniso mayelana ngakho. Nxa wonke umuntu webandla lami esukuma aphume phandle, ngiza kubatshela iqiniso ngakho. Yebo, ngeqiniso. Luyini uhlupho? Oh, kulitikiti lokudla. Awu, uyakwazi ngingumalusi webandla elikhulu kulawo wonke edolobheni. Lina mabhaptisti lamamethodisti lilalela umprofethi wamanga. Manje lokho kulukhuni, kodwa loba yini efundisa ukuphambene laleli iBhayibheli umprofethi wamanga? Angilandaba ukuthi kungabe kulolongeke okunganani isiprofethi samanga. Kunjalo. Oh, yonke into ilungile lapho kuphela ulebizo lakho ebhukwini. Ungaba lebizo lakho emabhukwini ayidazeni nxa lingekho ebhukwini lokuphila. Ulahlekile. Ungaba ngolunge, ungaba nje ngothembekileyo futhi uhlanzekile futhi ulembeko ongaba layo. Lokho kakuyikuba lento eyodwa yokwenza kanye lakho. Uyisawu wayekabili indoda uJakobe ayeyiyo lapho kusizayo kube nindoda inakakela ubabakhe omdala oyisiphofu futhi la yonke enye into. Futhi uJakobe wayengumkhohlisi omncane enamathele efasikotini kamamakhe okumfana okuncane okusankazana. Kodwa uNkulunkulu wathi, ngiyamthanda uJakobe lo Isawu ngiyamala ngaphambi bonke labafana bengakazalwa abaseRoma 8 itsho njalo. Kunjalo sibili, uNkulunkulu uyakwazi lokho okusemuntwini futhi uyakwazi lokho okusebandleni. Futhi siphila ngesinkwa sokuphila, isinkwa selizwi likaNkulunkulu. Manje yikho singayisiyo inhlanganiso yesonto. Ngifuna ukulinika okunye okuncane, ngifuna ukulinika umzekeliso omncinyane ekade ngiwubhalile lapha omkhulu. Manje kusambulo ku-19:2 ngilenye into engiyidwebileyo lapha, ngifuna ukukhangela futhi ngibone ukuthi kuyini. Manje ngokuba ziqinisile futhi zilungile izahlulelo zakho, ngoba usahlulele isifebe esikhulu leso esonakalisa umhlaba ngokuphinga kwaso futhi waphindisela igazi lenceku zakhe esandleni saso. Yikho ukuphetha kwebandla leKatolika. Manje sifuna linanzelele futhi lapha ukuthi inhlanganiso yesonto, ukuthi inhlanganiso yesonto iyatholakala futhi embhalweni lapha ukuthi futhi iBhayibheli kalikhulumi ngokwenhlanganiso yesonto. Inhlanganiso yesonto yaphuma ebandleni leKatolika, ungumama wokuqala wenhlanganiso zamasonto. Futhi inhlanganiso yesonto ngayinye ize isehla phansi. Manje lokhu kuzanqweba kancinyane nje, kuzabe kunqweba ngamandla sonke isikhathi. Bona, kodwa ngifuna libone ukuthi inhlanganiso zamasonto ngazizalwanga kumbe zabekwa nguNkulunkulu, zabekwa nguTheveli. Ibandla likaNkulunkulu li ngasehlukananga, sonke simzimba munye, ithemba linye lemfundiso, simunye ethandweni. yilo ibandla likaNkulunkulu ophilayo kungelani lalokho abaku lezo zinto simunya ndawonye kunjalo
loba ungumethodist kumbe umbaptist mfowethu nxa ezelwe kutsha futhi wagcwaliswa ngumoya ongcwele kungumfo wami sihamba sikanye kanye kunjalo yebo mnumzana ngakwenzi ngitsho lo mahluko uMose kwesinye isikhathi ngiyathalaza bese ngisithi uyazi lelo xuku lamapentecost azinhlanye futhi Branham ungani uphuma lexuku elinjalo ngiyakwazi ukuthini uMose wakhangela abantwana bakwa-Israyeli wakhangela phandle ngefasitela linye uFaro owakhangela ngalo uFaro wabakhangela njengequku lezivubi zodaka kodwa uMose wabakhangela njengabakhethiweyo bakaNkulunkulu wazi ukuthi babelesithembiso ngani babakwazi ngelizwi futhi ngokholo elonyawo lwakhe esihlalweni ukuba ngufaro lomhlaba wonke usezinyaweni zakhe wahlala lapho wathela iwayini emlonyeni wakhe nabesifazana abahle bemphephetha njengombusi kumbe untando akayiphikiswa kumbe inkosi yomhlaba uMose omncane eleminyaka engamathumi amane obudala ayelakho esandleni sakhe wakhangela phezu kwalelo xuku lezivubi zodaka kodwa wayekwazi wayengomunye wabo haleluya yikho kanye wayekwazi ukuthi wayengomunye wabo futhi ngokholo kuphela wakhetha wonke umuntu kufanele enze ukhetho ufanele wenze ukhetho uzakwenza ukhetho khathesi uzakwenza ukhetho ekuseni uzakwenza ukukhetha kusasa ebusuku nxa uphila kumele ukhethe kwesinye isikhathi mfowethu isikhathi eside esedlulayo ngakhetha leli ibhayibhili laliyisichaza amazwi sami leli ibhayibhili kwakulibhuku lami lokuphila leli ibhayibhili kwakulilizwi likaNkulunkulu ibhayibhili yilo engiphila ngalo ibhayibhili leli yilo engima ngalo ngakho-ke uMose wakhangela phandle phezu kwabantwana bakwa-Israyeli futhi kazange atsho kuphela oh ngabantu abamangalisayo kanye lalutho lokumelana labo oh hathi ngingeke ngikhulume ilizwi elilodwa ngimelana labo yiyo indlela abaningi abenza ngayo lamuhla oh lawo maPentecost lalabo bantu abalomoya ongcwele lalabo bantu abakholwa ekusilisweni kobuNkulunkulu oh angilalutho lokumelana lakho kodwa lo wakungasuye uMose yena wachiya iGibhite waba ngomunye wabo waphumela phandle kubafo wakhe wayengomunye wabo mfowethu yikho lapho engithatha khona indlela yami ngizathatha indlela kanye labenkosi abeyiswayo abalutshwane nxa kuyincosana noma kuyini okuyikho balesithembiso futhi ngiyabona amabizo abo ebhukwini lokuphila leundlu bangabazalwane bami kunjalo thatha ukhetho lwakho futhi ume kanye labo kulungile kumbe kukubi mana khonapho kungenani nxa bephambukile bancedise kokulungileyo kuhle ungeke ubenze babengcono ngokuba khahlekhahlela bona zama ukubadonsela phandle Charlie njengoba betshilo mayelana ngomfo wethu Allen mayelana ngomlilo abawu igazi ezandleni ngathi angikaze angikaze ngeyise u-AA Allen ngathi nxa ngingachumayela njengo-AA Allen bengingasoze ngibe le nkonzo yosiliso manje lapho kusiza ekungavumelana nini phezu kwegazi lisiba ibufakazi bukamoya ongcwele ezandleni zakho ngizaphikisana lalokhu kodwa lapho kusiza ebuzalwaneni ungumfo wami ngima ihlombe ngehlombe kanye laye empini kunjalo nxa elahlekile ngizazama ukumnceda futhi nxa engalahlekanga nxa ngilahlekile ngifuna ukuthi angincede futhi yiyo indlela esihambisana hambisana ngayo manje khangela lapha wayeyimfihlakalo iBhabhiloni umama wezifebe manje ngiyabona ukuthi ibandla kanjani lamuhla bangani ngiyabona ukuthi amabandla lawa baphila ngendlela loba yiphi abafuna ukuphila ngayo kulungile ngokupheleleyo qhubekela phambili iwotshi idla iwotshi ungalaleli lutho ngani kakukho okulimazayo ekwenzeni lokhu ngani uzama ukutshaya ngesidala manje khangela imfundiso yabo manje ngifuna manje khangela ngumkhuba wabo ngiyakubona ukuthi iminyaka emilutshwane edluleyo ibandla lekatolika yilo lodwa kuphela elalivunyelwa ukuya ebhayisikopo ibandla lemethodist lalingeke licabange ngento enjalo zonke inhlanganiso zesonto hatshi leyo yimisebenzi kadeveli
ngiyamangala kuyini okwenzakalayo. Yebo mnumzana, futhi uyakwazi wawungathatha lawo amankazana amatsha eKatolika baphuma lalezi ezincinyane manje. Abanye benu bafana abadala libadala njengami laphuma linanzelele le into encane lapho ababelokufika emadolweni. Leyo ndoda ngiyathemba usesihogweni lobu busuku, kangazi kanyisomahluleli wakhe. Kodwa lapho esenza leyo ngoma yakuqala encane engcolileyo, leyo eyaphunyuka emsakazweni ingazange ihlolwe, ethi aphetheni mankazana, aphetheni, aphetheleni phansi, futhi litshengise amadolo enu amahle. Kangaki abakhumbula lokho lapho kuqala ukuphuma iminyaka eyadlulayo. Lokho kwaba yikuphosisa kwakuqala khona lapho. Kunjalo futhi bathi bethola lundoda eTexas futhi athathe lapho bafazi phandle lapho, futhi basebenzise impahla zangaphakathi ukubenza bakhangeleke njengalokho abangayisikho khona, futhi lezi nto ezinjengalezo futhi babavumele beqhubeke lakho. Futhi manje kuyini okwakwenzayo? Wangena kunyenya ungumoya. Indoda yayikhuluma ngolunye usuku wathi, kangikwazi engizakwenza, ngilolungileyo umfana othembekileyo. Futhi lo mfana usefike lapho athatha lokho abeke izandla zakhe kukho. Ngathi ngani? Uhambisana lesela. Ungachona lo muntu olisela, uzakuba lisela ngokwakho. Umamami weKentucky omdala wayejwayele ukuthi ungalala phansi lenja elemkhaza, lawe uzavuka usulemkhaza. Futhi ungathatha umfazi ongalunganga, futhi uvumele inkazana, futhi umbeke kanye lo mfana olembeko. Futhi into yakuqala uyazi, uyabe engasaziphathi njengomdlwane. Ukuphendukezele khona ukutshintshanise, waziwa ngohambisana labo, zehlukanise ngokwakho, phumani phakathi kwabo. Natsho iBhayibhili libe ngabazehlukanisileyo. Kunjalo nxa izinhlanganiso zamasonto abo zibuyela ekuboleni okunjalo njengokuyekela abantu babo. Awu, lapha ngolunye usuku ebandleni elihle elikhulu leBaptist base bephuma ngatshumayela imizuzu engamashumi amabili kuphela. Indoda yenza njalo ngoba umalusi kwakufanele ayebhema. Ibandla lonke laphuma phandle, bonke babo bama phandle lapho emaqembini okubhema, futhi baphenduka njalo umalusi labo bonke. Ngaya ebandleni leCongregationalist lapho indoda imile igqoke isembatho eside, emile lapho wathi weyama phezu kwepulupiti njengalokhu ekhuluma mayelana ngelinye iluba alifumanayo phezu kwentaba, wabaphose yikho konke okwabakhona kukho. Futhi waphuma phandle, futhi iminwe yakhe yayisilithanga ngentuthu yegwayi. Yebo, futhi ekhuluma ngabafazi, lawo madoda ayeza kudlala yini umdlalo waseGermany abawudlala lalokho khona ikakhulu uyasebenza amakhadi. Uyazi babele, oh, ngacabanga ukuthi ngingakukhumbula iPinaco, babeza kuba lo mdlalo wePinaco, ngicabanga kunjalo. Yebo, yikho lapho osebenza khona kuyikudlala amakhasi ngokujwayelekileyo umdlalo wePinaco endlini engaphansi. Mina bo bakithi, yikho lapho isisekelo sakhona esikhona. Akumangalisi, bakwenzelani lokho? Futhi-ke usubanga umsindo ngebandla leKatolika phandle lapho kulezi ndawo zeRotary, futhi udlala ilotho. Ngani lina maprotestanti ingcole njengabo? Ngakho kuyini ongakutsho mayelana ngakho? Imbiza ingeke ithi igedlela ingcolile. Ngeqiniso hatshi usenza lokhu ubususithi, awu, ngingumPresbyterian, ngingumMethodist, kawusilutho uze uzalwe kakutsha. Kunjalo futhi lapho usenza lokho uyazi kulenye into ngaphakathi kwakho ekutshela ukuthi izinto lezo azifanelanga, futhi uzawuphuma phakathi kwazo khona njengokuqinisekileyo, njengoba uyikho ubude bedolo edadeni. Uyakwazi lelo liqiniso ngeqiniso. Yebo mnumzana, leyo nto iyakuhambisana kulokho. Ngani? Umama wezifebe. Ezinye zalezi nsuku umama omdala uzakuthi, yazi ukuthini, phezu kwakho konke sithandwa, sonke siyafanana. Futhi uyakwazi okuyikho kuyini ke umanyano wamabandla azabambana ndawonye njengalokhu ayikho khathesi. Futhi liyakwazi lokhu okuzakwenzakala eqembini elincinyane njengaleli, liza kukubhadalela bafana. Kunjalo sibili, kodwa lingakhathazeki, iwundli liza kunqoba ngoba uyinkosi yenkosi nombusi wababusi futhi uNkulunkulu uza kuya ekukhokheleni ibandla lakhe kulokukhokhela inhlanganiso yesonto. Uza kuthulula lawo mafutha egolide abamoya ongcwele phezu kwalelo bandla mfowethu. Umlilo uza kwehla ezulwini futhi izibonakaliso nezimangaliso zizathatha indawo njengalokho ongakaze ukubone kuqala. Yebo mnumzana. Ungesabi mhlampi omncane kuyintando kababa wenu enhle ukulipha umbuso. Yebo mnumzana. Lowo oqiniselayo kuze kuyefika ekugcineni.
Nanko lapho, qhubeka usehla phansi emgwaqweni, khangelisa ikhanda lakho eCalvary, leli Bhayibheli liqondile, ungakhathazeki.
Manje khangela, kuleminye imikhuba abalayo, ezinye imbeko abalazo, singaqhubekela phambili, into yokuqala, liyazi, kuvuzele phakathi kwamabandla amaProthestanti. Khona-ke, abesifazana beKatolika baqala uku ngani wakungaphambanisa ukugqoka okaphudula abancane ingqeke kuphela besiya ebandleni futhi babeke ihenki encinyane ekhanda labo uhlobo lomkhuba lingadli inyama ngolwesihlanu futhi oh ukuthola ngapi ukufaka ihenki ekhanda lakho ukuthi ungene ebandleni. Ngifuna lingitshengise umbhalo isiprofethi samanga. Kungaphi ebandleni okufanele ugqoke ingwane ebandleni? Lapho ugqoka ingwane ekhanda lakho bawuhloniphi uKristu. Kunjalo madoda engikhuluma ngawo. Bafazi ninaso izimbozo kodwa ngiyamisana loba ngubani ukuyitshengisa lapho okuyingwane kumbe ihenki. Zinwele zakho futhi usuziqumile lazikhupha zonke.
Manje uthini mayelana ngalokho? Oh, bathi isidala leso ngakuyiso
kulibhayibhili futhi ilizwi likaNkulunkulu liqondile. Ngikhuluma lapha kungesikude ngomfazi owagezisa inyawo zikaJesu futhi wathatha inwele zakhe yazi futhi wazesula ngazo. Ngathi indlela kuphela umfazi angenza lokho yikuma ngekhanda lakhe ukuthola inwele ezeneleyo phansi lapho ukugezisa inyawo zakhe ukuzesula ngazo. Kunjalo oh kuyikho kuyisinengiso ukubona indlela aba lapha umkhathi obambayo behamba-hamba lejazi elincinyane eliloboya eligqokile njengalokho lo mzimba wabo onqunu ubonakala. Manje uthi ngani udobhana labesifazane? Uyadingakala ukudobhana lawo futhi lani linamadoda elivumela abafazi benu benze lokho fowethu. Kangikwazi ukuthi ngicabangeni ngawe manje kunjalo futhi lani ngomelusi kangithembili lapha kodwa nxa ungayibona lindoda limtshele abuye limtshele angibone. Bona nxa engelanihlonipho ngoKristu kulokwekela ibandla lakhe lizihambela lalokho kungela manje yena bengakwenza ngemuva kwakhe kodwa nxa engabatsheli mayelana ngakho akayisiyo inceku efaneleyo kaJesu Kristu. Kunjalo sibili kafanelanga ukuba inceku kaKristu. Inceku kaKristu imele ingesabi ngoba nxa lokho kusiza eBhayibhilini ngeqiniso kodwa nampo belapho bayaphuma futhi bakwenze noma kanjani. Futhi-ke into yokuqala uyazi amaProthestanti bathathana lapho lina mamethodisti alungileyo lani mabhaptisti lani mapresbyterian kumbe manazareni pilgrim holiness futhi lani lonke into yinye laphuma phandle isithupha koyedwa lengxenye yedazeni komunye. Nanko lapho mama wezifebe inhlanganiso yesonto yakho ingqeke kuphela baqalela esigodlweni. Wenza mehluko bani? Bona wenza umehluko omkhulu akuzange kuqalise leso sigodlo. Kungaqala esigodlweni sakho phansi lapha kodwa hathi leso phezulu le kuya ngokuthi uvela ngapi. Lokho kuliqiniso. Manje kangithembi ukuthi silesikhathi sokubamba lesi esinye ukumbe kungangcono ngithiyele ekuseni. Kulungile, kasithatheni lesi esifitshane. Silakho lapha ukubhaphathiza emanzini, silakho njalo ukumiselwa ngaphambili futhi oh izinto eziningi. Ngakho kasithatheni lokhu okuncinyane okufitshane okwabatshumayeli besifazana futhi sibambe lokhu. Manje mtshumayeli olininakazi, kangifuni kukulimaza imizwa yakho kodwa ngifuna ukukutshela enye into. Gawula ngitsho lecwatshana elilodwa lombhalo, ngitsho ohodwa eBhayibhilini. Yebo, ngiyazi lapho oya khona futhi sengibe lakho konke okwakho. Yebo, futhi amadodana enu lamadodakazi baza kuprofeta. Manje nxa umalisi wakho engazi ukuthi ibala ukuprofeta lichoni, yena akazi lutho, akala msebenzi kangako ngemuva kwepulpiti ezama ukukutshela ukuba ngumtshumayeli. Bona ngoba khona ngeqiniso kucaliwe kusukela kuGenesisi kusiya kusambulo. Manje ake ngilitshengise lokho. Bona manje ngifuna lingivulele kuTimothe wakuqala 2:11. Vulani nje lapha futhi siza kuthola lokhu manje, futhi siza kufumana lokho lapha njalo imisebenzi 2 yakho. Yebo, futhi lilalele nje lapha lokho umbhalo oza kutsho ngalesi isifundo. Manje omunye uqhubeka esithi, awu mfowethu Branham, wena nje ungomdala ozonda abesifazana. Kanyisuye ozonda abesifazana, kanyithandi nje ukubona abesifazana bethatha indawo engayisiyo yabo. Liyakhumbula eHoward Shipyard nganeno lapha, enye yezindawo eziphumeleleyo ezilungisa imikhumbi ekhona emfuleni Ohio, babeka owesifazana phezu kwayo, khangela okwenzakalayo. Bapha owesifazana ilungelo lokuvota, khangela okwenzakalayo. Make ngilitshele khona khathesi, hathi ukuhlinza abesifazana, ngifuna amadoda alizwisise, likhona phakathi kulokhu futhi. Kodwa ake ngikutshele enye into, mfowethu, leli ilizwe lilizwe labesifazana. Ngizatshengisa lokho ngawe ngombhalo, ngayo yonke into ofuna itshengiswe ngayo. Lokhu kuyini okubonakala emalini yethu? Owesifazana ungaphi lapho atholakala khona? Usambulo lapha, uyabona uyinombolo yetshumi lantathu, futhi yonke into ayiqalayo. Inkanyezi ezilitshumi lantathu, imizila elitshumi lantathu, iziqinti zamazwe alitshumi lantathu, litshumi lantathu, yonke into kwakulitshumi lantathu ekuqaliseni. Yena ubonakala kusahluko 13 sikaSambulo, owesifazana itshumi lantathu. Futhi ngo-1933 lapho inkosi, lapho sisiba lemihlangano nganeno, lapho leyi iChurch of Christ emikhona khathesi, ikhaya elidala leMasonic, umbono wenkosi wabuya kimi phezulu lapha, futhi wabika ukuthi iGermany izaphakama, futhi ibeke leyo Magnet Line lapho. Abaningi benu liyakukhumbula ukuthi babeza kuvikeleka kanjani phakathi lapho, futhi labemelika babeza kwamukela ukutshaywa okukhulu kulowo mncele. Futhi njalo watsho lokho okwakuza thatha indawo, futhi mayelana ngoRoosevelt lalezo zinto wayeza khankasa njani, futhi angene kuthemu yesine ngokupheleleyo khona kanye ngendlela okwagcwaliseka ngayo. Futhi njalo watsho ukuthi izimota zizaqhubeka zisiba njengeqanda kuze kube lusuku lokugcina, ziza kuba zisesimweni seqanda. Futhi ngathi kuza kwenzakala ukuthi lezo zimota kaziyikuhanjiswa ngesidrayivu, kuza kuba ngenye into ezabe izihambisa. Yizo lezo mota abazilethayo khona khathesi, i-remote control, ukwenzela ukuvikeleka. Uqondile, ngawuyikwenelisa ukungena edolobheni khonake, indawo emiselwe amamayela angamachumi amabili, yahamba kuphela amamayela alichumi lambili. Awungeke utshaye enye imota ngoba yi-remote control. Bona, kuhamba njengalokho futhi khona khathesi. Futhi ngathi khumbula ngalolo suku, andukuba ukuphela kwesikhathi kufike, andukuba ukuphela kwesikhathi kufike ukuthi owesifazana manje lonke likugcine lokhu kulotshiwe phansi. Kuza kuba lowesifazana omkhulu olamandla ozaphakama, mhlawumbe abe ngumongameli, kumbe untando kayiphikiswa, kumbe omunye owesifazana omkhulu olamandla kule i-United States, futhi izatshona ngaphansi kwemfuzelelo yabafazi. Manje likukhumbule lowo ngu-itsho kanje inkosi. Bona futhi uphambukile, futhi kunekelwe kukuphi? Ake ngilitshele ubani ngaba kamoya, ake vulekani khangela ngani kusenza lokho ukunika ibandla lekatolika indawo yokungena phakathi. Bona likhonza lezi ingcitshi zamabhayisikopo, futhi lazo zonke lezi zinto ezehlukeneyo phandle lapha. Khumbula intshumayelo engayitshumayelayo, Maki uyayikhumbula, iminyaka eyedluleyo phezu kokuhlaselwa kwe-United States, ukugenqula uhulumende weMelika, futhi lokuthi ngakutsho kanjani ukuthi waphakama eParis emva kokubasindisa lapho kulabo bafazi iwayini lesikhathi esikhulu, futhi wehla phansi eHollywood. Manje lokuthi sithumele eParis ukuthola ezamafashini Baya tumela lapa, ukuthatha ezamafeshini. Kuyini, okwakwenzayo. Wabamba, sasingavumeli abantwana benu. Bahambe emabhayisikopu, kodwa wangena khona phakathi kwethelevishini. Yaphuma phandle, futhi yonakalisa into yonke. Yamkhuphela phandle. Futhi silapha lamuhla. Wonke amankazana, amancane labafana, wonke bayathanda uhlobo lwabenza imidlalo kumathelevishini. Kuyini, kuyikwenza indlela. Mfana, umfazi oyedwa olodumo olubi, angahambisa abantu abanengi esihogweni, ukwedlula wonke amabhawa angafakwa edolobheni. Kunjalo, umkhangele, esehla phansi, esitaladeni, ezigqoko zakhe zihlukulelwe phansi. Angilandaba, ingubani leyo ndoda, nxa eyindoda, ephilileyo, ekwanileyo, lapho ekhangela owesifazana, ubotshelwe ukuba lenye into edlula phezu kwakhe. Manje, thembeka nje, ngangilandaba, ngibe lomoya ongcwele okweminyaka, awungeke ukhangele owesifazana, futhi laye egqoke okungaphelelanga. Ngithwala isiphambano esincinyane emoteni yami. Abanengi benu likubonile. Omunye wathi kimi, ungumkatolika na? Kungaphi lapho amakatolika ake aba ngabanini besiphambano? Isiphambano sitsho umKristu. Lokho okuncane kwakudala okusisiliya ongcwele. Lezinto kuluphawu lwesikatolika. Kasikholwa ezintweni ezinjengalezo, sikholwa kuKristu. Vale nhlobo zonke zabantu abafileyo, ababakhonzayo, kuluhlobo oluphakemeyo lwamadlozi. Kuyikho konke okuyikho ukukhonza abafileyo. Akulanto enjalo. Hathi, ngabuza lo mpristi, ngathi, kungani la kwenza? Khonake, nxa uPetro wayengupapa wakuqala. Wathi kunjalo. Ngathi, khonake, kungani uPetro wathi, kakula omunye umeli, phakathi kukaNkulunkulu lomuntu, kodwa lowo muntu, uKristu Jesu, uthi lile nkulungwane ezinhlanu, labesifazana, abafileyo, layo yonke enye into, libenza abameli, manje, kuyini okwenzakeleyo? Nanko lapho, abalayo impendulo yalokho. Kunjalo, manje okunye kwemfundiso yabo, imfundiso yabo yamanga, ixuku labaprofethi bamaprotestanti abamanga, abuyile futhi efundisa lokho, futhi linabantu bamaprotestanti liyakuginya. Kunjalo sibili, inhlanganiso zamasonto, lezimo zobhapathizo, lezinhlelo ezehlukeneyo, lezinto elidlula phakathi kwazo, ezingekho ngempela lasembhalweni, uphikisana lakho embhalweni, kukanti liyakuguqela phansi. Woleqiniso manje lalela kulokhu mayelana labafazi abangabachumayeli kulongile uTimothy wokuqala ngifuna uTimothy wokuqala 2:11 manje lalelani lokhu ekuchoyo lapha makuthi abesifazana benu bafunde ngokuthula la ngokuzithoba konke kodwa ngangivumeli owesifazana ukuthi afundise kumbe abe lamandla phezu kwendoda kodwa ukuba athule. Vangilamlandu, ukuyibeka phakathi lapho. Ilomlandu, wokulitshela ukuthi kuphakathi lapho. Bona, bona, makuthi abesifazana benu bafunde ngokuthula, futhi babe lokuzithoba konke. Nxa wake waya ebandleni le-Orthodox, futhi ubakhangele. Bona, bona. Kodwa kangivumeli owesifazana ukuthi afundise, kumbe abe lamandla, ukuba ngumalusi, umdikoni, kumbe enye into, enjengalokho, phezu kwendoda. Bona, ukuba lamandla, phezu kwendoda. Kodwa athule. Ngoba uAdam wabunjwa kuqala futhi kwalandela uEva. Velikwazi, manje lalelani besifazane. Lina elilungileyo, bafazi besiKristu abalungileyo, bayinto enhle uNkulunkulu angayipha indoda. Kumbe wayezamnika into eyahlukileyo. Yebo mnumzana. Bona, owesifazana wayengekho ngitsho endalweni yakuqala. Umfazi kayisiyonto eyadalwayo nguNkulunkulu. Uyinto eyavela endodeni. UNkulunkulu wenza indoda. Bonke owesilisa lowesifazana. Futhi wasebahlukanisa. Futhi emva indoda isike yahlala emhlabeni. Futhi yanika amabizo izilo. Futhi waphila lapha okwesikhathi eside. Wakhupha ubambo ohlangothini luka-Adamu njengento eyavela kweyinye. Futhi wenza owesifazana ngalo. U-Adamu wabunjwa kuqala. Futhi kwasekulandela u-Eva. Manje khangela. Futhi u-Adamu kakhohliswanga. Kodwa owesifazana esekhohlisiwe waba sesiphambekweni. UNkulunkulu wathatha indoda. Udeveli wathatha owesifazana, kukhangele, khona kanye ebusweni, kuyini okukwenzayo lamuhla, khangela ibandla likaNkulunkulu leqiniso lizakuthi, Jesu, umphiki uKristu, uzakuthi, Maria, ikhangele, leyo mimoya, bona. Nanso, ilapo, sabona Maria, mama kaNkulunkulu, ubusisiwe phakathi kwabesifazane, futhi usikhulekele thina izoni manje, futhi losuku lokufa kwethu. Amen. Maria khuleka. Oh, minabo, bakithi, bona, nanko lapho, usiya, umfazi, isikhonzi sikadeveli. UKristu, into ekhonzwayo, futhi yena yedwa kuphela. Nanko-ke lapho. Nankoke lapho uAdamu wabunjwa kuqala futhi ke kwalandela uEva uAdamu kazange akhohliswe futhi ungaba njani lo wesifazana ongumalusi umdikoni uAdamu kazange akhohliswe kodwa owesifazana wakhohliswa yena sibili kazange acabange ukuthi wayephambukile kodwa wayenjalo owesifazana ekhohlisiwe waba sekuphambukeni ngoba yena sonke isikhathi lapho iimfa isehla phansi esitaladeni umfazi owayibangelayo sonke isikhathi usane luklabalala umfazi owayibangelayo sonke isikhathi omnye umuntu esifa wabangelwa ngumfazi zonke inwele eziluthuli wabangelwa ngumfazi yonke into futhi lokufa wabangelwa ngumfazi yonke into embi ngumfazi owakubangelayo futhi ke umenze inhloko yebandla umalusi oh ubishopu wezinye izikhathi ihlazo kuye manje make ngilivulele kulokhu okunye okomdluzu nje bona manje kasivuleni kwabaseKorinte bokuqala 14:32 lapho futhi sibone lokho uPaul akuchoyo lapha futhi khona ke siya kokunye okuneni okomdluzu nje futhi khona ke asifuni ukuligcina okwesikhathi eside lizabe lidiniwe kakhulu ekuseni kalingeke liphenduke ukolonile ngifuna ukubala bangaki abakholwayo ukuthi uPaul wayengumfundisi ophefumulelweyo manje khumbula uPaul wabhalela lokhu kuTimothy njalo bona lokhu manje abaseKorinte bokuqala 14:32 manje ngasiqaliseni khona phakathi lapha futhi siqalise ukubala lapha 14:34 ngiyakholwa abesifazana benu kabathule emabandleni lizwile na lokhu akukhulumileyo abesifazana benu kabathule emabandleni ngoba kabavunyelwa ukuba bakhulume kodwa bayalaywa ukuba bazithobe lilakho na okulotshwe emphethweni wepheji kulokhu nxa ulakho kukhangele usiya emuva futhi ubone nxa kungathathi uGenesis 3:16 lapho uNkulunkulu etshela uEva ngoba wayelalele inyoka kulokulalela indoda yakhe ukuthi uza kubusa phezu kwakhe zonke insuku zokuphila kwakhe. Engabuya kanjani owesifazana futhi abuse phezu kwendoda, abe ngumalusi kumbe umdikoni, lapho iBhayibheli lathi, makabe ngolalelayo njengoba kwakuyikho ekuqaliseni. Lapho yena uNkulunkulu angeke aguquke. Kawungeke wenze ilizwi litho into eyodwa lapha futhi lenye into ngangapha. Kakukwenzi khona, kuyinto efanayo sonke isikhathi. Ngakho ekuqaliseni yikho lapho anduba lokhu sekuphelile nxa ngingathola ithuba ngifuna ukuliqondisela lolo daba umtshado lokwahlukana kanyikaze ngikwenze kuleli bandla kodwa khangela lesi isivumelwano esikabili esinye sithi engatshada esinye sithi angeke atshade futhi lomunye uthi lokhu yana kumbe okunye mana nje okomzuzu futhi ubone lokho iBhayibheli elikuchoyo lapho singena kulokho bona kolongile manje khangela lapha abesifazana benu kabathule emabandleni kabavunyelwa ukuba bakhulume kodwa bayalaywa ukuba bazithobe njengokuba utsho njalo umlayo khona ke uTestamente elidala babengavunyelwa ukukhuluma ngoba uPaul wathi lapha babengavunyelwa kuyikho lokho na abesifazana benu kabathule ikulalela manje nxa ulandela okulotshiweyo emphethweni wepheji lapho kuza kubuyisela muva kuGenesis 3:16 bona kolongile ngaphansi nje ngaphansi komthetho futhi nxa befunda ulutho akuthi awabo babuze amadoda abo ngekhaya ngoba kulihlazo ukuba owesifazana akhulume ebandleni kanje manje khangelani lolo phawu lombuzo kwelinye ngalinye lamaBhayibheli enu kulokho kanje kuyini okwabangela uPaul ukuthi atsho lokho futhi lokukwenza kube njengalokho manje nga ungathatha incwadi abaseKorinte abazibhalela uPaul manje ungazithola kuloba yipi indlu enhle egcinwa amabhuku aqoqiweyo bona abaseKorinte ababebhalela uPaul babhala futhi bamtshela emva kwalaba besifazana laba ababe phendukile Vabe lo nkulunkulu kazi khona lapho. Wayebizwa Diana, futhi wayengowase Efesu, njalo, futhi labase Korinte, babe khonza okufanayo. Ngoba kwakuyikukhonza kwamahedeni futhi bathola idwala ensimini ngolunye usuku lalikhangeleka njengesimo sowesifazana bathi uNkulunkulu ngowesifazana futhi wawisela phansi isithombe sakhe kithi futhi itempeli labo lalisedlula itempeli likaSolomoni bayatsho abezembali oh lonke lalimabulo linamekwe ngegolide lapho itempeli likaSolomoni lalenziwe ngomsedari lanamekwa ngegolide bona futhi lisedlula lona khatshana futhi lokho khona-ke xa uNkulunkulu wayengowesifazana ngani sibili wayengabe elabapristi abangabesifazana sibili nxa uNkulunkulu wayengowesifazana khona-ke umtshumayeli wesifazana ulungile kodwa uNkulunkulu oyindoda ibhayibhili lathi wayeyindoda futhi uyindoda bona futhi nxa uNkulunkulu wayeyindoda khona-ke kufanele kube yindoda manje nanzelela lapha kanje manje abanye babapristi besifazane lapho beguqulwa kusihedeni besiza kusikristu bacabanga ukuthi bangagcina isikhundla sabo njengomtshumayeli beza njengapha nxa babetshumayela lapho ngodayana beza ngapha batshumayele ngokristu wathi kanje leza ilizwi likankulunkulu livela lalelani nje kulokhu mfowethu bangakwenza njani lokhu abatshumayeli indima 36 kanje leza ilizwi likankulunkulu livela kini kumbe leza kini lodwa uba kulo muntu ocabanga ukuthi ungumprofethi kumbe okamoya akudingeki ngitsho ukuba abe ngumprofethi umuntu nje ocabanga okukamoya makavume ukuthi izinto engililobela zona ziyimlayo yenkosi liyakukholwa lokho kodwa uba yena uba engazi kahlale nje engazi manje lokhu nje kusobala nje njengokwazi kwami ukukubeka bona wathi uba umuntu engumuntu kamoya kumbe umprofethi uzavuma ukuthi lokhu engikubhalayo lapha kuyimilayo yenkosi kodwa wathi uba yena eyakuba ngongaziyo miyekeleni nje abe ngongaziyo bona into eyodwa kuphela ongayenza uba befuna ukuqhubekela kukho kumele ubayekele nje bekwenze ngoba wakubona kuqalisa khonale futhi omunye wesifazana wangitshela wathi oh uPauli wayengumzondi wabafazi wakudala wayengayisuye mzondi wabafazi yazi uPauli wayengumpostoli futhi lakubandla labezizwe khangela lapha belikwazi na uPauli bangaki abakholwa ukuthi uPauli yikho akutshumayelayo yikho lokho akutshoyo lapha futhi uPauli wathi uthi awu mana okomzuzu manje mfowethu Branham okomzuzu nje manje ubhishopu wethu uthi lokho kulungile umbonisi omkhulu i-assemblies ithi kulungile umbhishopu wewanezi uthi kulungile ngangile ndaba lokho abakutshoyo kungamanga futhi ngilitshelile besiza kubethela kalukhuni futhi labaprofethi bamanga baza kutsho njalo ngoba ibhayibhili lathi ukuba umuntu ezicabanga ukuba ngokamoya kumbe ngumprofethi makavume ukuthi lokho engikutshoyo kuyimilayo yenkosi futhi uba umoya wakhe ungafakazi kanye lalelo lizwi ungumprofethi wamanga okokuqala kungangcono ngibe ngumzondi wabafazi kulokuthanda abafazi ukuhamba ezintweni ezinjengalezo ukuzibeka kanye lezinto ezinjengalezo ebandleni likankulunkulu okuphikisana lezimiso zikankulunkulu futhi uPauli wathi thatha abaseGalatia 1:8 uPauli wathi uba ingilosi evela ezulwini ingatshumayela elinye ivangeli kulalelo engalitshumayela kini akabe ngotalekisiweyo manje kuyini ozakwenza mayelana ngalokho manje uthi pho-ke lapho okwathi khona amadodana enu lamadodakazi bazaprofetha kujoweli la lalapho uPetro acaphuna khona ngosuku lwePentekosti yikho kanye belikwazi kutestamente elidala ukuthi indlela kuphela le ndlela kuphela khathesi leyo loba ngubani angaza ngayo esivumelwaneni edlulisela ngo u-Abrahamu wayenguye owaphiwa isithembiso futhi lo Paulo esithembiso kwakuyikusokwa bangaki abakwaziyo lokho lo kwakunguNkulunkulu eqinisa njengomfowethu webhaptisti wathi mfowethu Branham ngani thina amabhaptisti semukela umoya ongcwele ngathi kunini lapho elawuthola khona wathi ngehola sikholwa ngathi uPauli wathi selamukela umoya ongcwele selokhu lakho lwayo bona ngathi manje lina mabaptist wozani lithole okunye kwalokho futhi sizakhuluma lani ngokulondeka okulaphakade ngathi kodwa awu ukuthatha ngapi njengalokho bona wathi selawamukela wona selokhu lakho lwayo babe ngamakholwa futhi belokumemeza lentokozo layo yonke enye into babe ngakayemukeli umoya ongcwele uPaul wathi babe ngakawamukeli bona selemukela umoya ongcwele selokhu lakho lwayo bathi basikwazi loba kulomoya ongcwele wathi khonake labhaphathizwa njani bathi sabhaphathizwa kodwa okwamanga bona ngakho kwakufanele abhaphathizwe futhi njalo kulungile manje nanzelela lokhu manje ukuthi laba bachumayeli besifazana lapho bengena bacabanga ukuthi bangathatha igunya labo kodwa ngeqiniso akuvunyelwa nguNkulunkulu ukwenza njalo futhi kasi lapho nje sisasekuleso sifundo lapha laba bafazi bona futhi khona manje wathi uba kukhona umuntu phakathi kwenu ongokamoya kumbe umprofeti makavume ukuthi lokho engikubhalayo kuyimilayo yenkosi kodwa uba engazi kahlale engazi futhi yikho lokho leli tabhanekeli lingami ligobe abachumayeli besifazana amadikoni besifazana kumbe enye into yokwenziwa ngowesifazana njengesikhundla kuleli bandla kungoba lumbhalo uhleli lapha futhi usobala manje iBhayibheli lakutsho ukuthi amadodana enu lamadodakazi enu azaprofeta manje lichoni ibala lokuthi ukuprofeta kukhangelisise khona kuyikukhuluma ulutho ngaphansi kokuphefumulelwa kumbe ukukhuluma ngaphambili enye into kulibala elihlanganisela okuningi njengokuthi ukungcwelisa kutsho ukuhlanzwa futhi ubekelwe eceleni okomsebenzi bona kumbe kulibala elihlanganisela okuningi lisitsho okwedlula into eyodwa njengalokhu okuningi esilakho ngesilungu lapha njengokuthi singathi ibala lokuthi ibhodi awu lingatsho ukuthini ibhodi uthi awu utsho ukuthi wabhadala ibhodi yakhe hathi kazani watsho ukuthi wagebha igodi hathi kazani watsho ukuthi umbhowile kumbe uyabona ibala nje kumele ube kwazi lokhu okhuluma ngakho bona futhi yiyo indlela okuyiyo ngaleli bala elihlanganisela okuningi lapho amadodana enu lamadodakazi azaprofeta manje indlela kuphela leyo uNkulunkulu lumbaptist wathi awu semukela umoya ongcwele ngathi khonake lapho sikholwa ngathi manje bona wathi uNkulunkulu wapha uAbrahama wathi uAbrahama wamkholwa uNkulunkulu yiyo indlela akubeka ngayo wathi uAbrahama wamkholwa uNkulunkulu futhi wabalelwa kuye ukuthi yikulunga bangaki abakwaziyo lelo kuliqiniso manje khangela kulula kanganani ukuthi uSathane akubeke lokhu kanjani kanjani phezu komzalwane bona kulula nje manje lo ngumbhalo mfowethu ngiyakutshela kulokhu phezulu lapha kumele ube kugcotshiwe ungakezi lapha kufanele ungene endaweni yensitha futhi ukhuleke abantu bathi kungani ungaphumi futhi uyabona abantu mfowethu nxa uza kukhuluma ebantwini kumbe ubafundise ungcono ube wedwa loNkulunkulu okwesikhatshana ungakangeni kuleyo pulupiti ngeqiniso bona ngoba uSathane ulobuqili ulobuqili sibili wathi manje nanzelela wathi uAbrahama wakholwa uNkulunkulu futhi kwabalelwa kuye ukuthi yikulunga kunjalo wathi manje kuyini okunye uAbrahama angakwenza kodwa ukukholwa ngathi yikho kuphela ayengakwenza wathi kuyini okunye ongakwenza kumbe omunye umuntu angakwenza kodwa ukukholwa ngathi yikho kuphela esingakwenza kodwa khangela mfowethu khonake uNkulunkulu wabuyisana kumbe wamukela ukholo lukaAbrahama wamupha uPawu isibonakaliso sokusokwa njengoPawu lwesivumelwano bona wamupha wathi manje Abrahama ngizakwemukela ukukholwa kwakho ngakho ngizakunika isibonakaliso manje njengoba sengikwamukele ngakho wamsoka uAbrahama futhi lolo kwakuluphawu lwesivumelwano futhi manje kulolu suku manje owesifazana wayengeke abe kuleso sivumelwano kuphela owesifazana otshadileyo fumana ukuthi wawungeke usoke owesifazana ngakho kwakufanele bangene Ngakho yena lendoda yakhe bamunye, ngaba sebabili bamunye, bangaki abakwaziyo lokho, umbhalo utsho njalo. Ngakho yena engothethweyo, konake yena yena ubamunye, futhi yehla phansi lapha, futhi ukhangele lapha kuTimothi, watsho into efanayo wathi, manje kalokho uzasindiswa ngokuzala abantwana, nxa eqhubeka ekukholweni langobungcwele kanye la konke ukuqonda. Manje kodwa khonake ukusokwa kwetestamente elidala kwakusenyameni, kodwa kuleli testamente elitsha uJoweli wathi, ngizathulula umoya wami phezu kwenyama yonke, futhi amadodana enu lamadodakazi bazaprofetha. Manje ibala profetha kalitsho ukufundisa, ukuprofetha kutsho phakathi kokukhuluma isehlakalo ngaphansi kokuphefumulelwa, kumbe ukutsho ngaphambili into leyo elungiselela ukuthatha indawo. Futhi siyakwazi ukuthi kwakulomprofethikazi kutestamente elidala babengakhulumi esakhiweni, bekhuluma ebandleni embuthanweni njengofundisayo. Kodwa yena u-Ana futhi labaningi babo ethempelini babengabaprofethikazi, futhi babengo uMiriam wayengumprofethikazi, kumbe enye into enjengalokho. Wayelomoya phezu kwakhe, lelo liqiniso, kodwa wayele mikhawulo yendawo. Abesifazana ngabaprofethikazi lamuhla ngeqiniso, kodwa hathi abafundisi lokunye okunjalo ngemva kweplatifomu lapha. Ungakwenza, wenza iBhayibhili liziphikise ngokwalo. IBhayibhili kalingeke litsho into eyodwa lapha, futhi lenye into ngalapha. Kumele litsho into efanayo sonke isikhathi, kumbe kayisilo ilizwi likaNkulunkulu. Bona, ngakho amadodana enu lamadodakazi enu azaprofetha, kutsho phakathi kokuthi bazakhuluma ngaphambili, kumbe befakaze. Manje wena kukhangele lokhu, futhi uthathe isichazamazwi seBhayibhili, futhi ubone ngalokhu kungayisikho. Amadodana enu lamadodakazi enu azaprofetha. Manje iBhayibhili njalo ikhuluma ngowesifazana owamlingisayo, ngakho kumbe watsho ukuthi yena lokhu kungasebenza kokubili kanye lebandla lamakatolika, futhi kusebenze njalo kanye le ngalesi isifundo esizakhuluma ngaso khathesi. Kasivule nini ebhukwini likasambulo, futhi kasithatheni kusukela isahluko 2 futhi lendima 20 lapho sisaseduzelayo, ukuze linanzelele lapha, futhi libone ukuthi leyo nto ingaba lobudeveli obunganani ukukhuluma kulezi nsuku zokugcina lokhu okuzathatha indawo. Ukuthi kanjani zona lezo lokho owesifazana lowo aza kuba yikho. Khumbula ibandla lekatolika lingowesifazana, sikubalile nje, akunjalo na? Lalelani kulokhu khathesi ukuthi kutsho njani isambulo 220. Manje kanjalo ukhuluma kuleli bandla leTiatira, bona manje kanjalo okulibandla lesikhathi saphakathi lapho langena ezikhathini zobunyama. Manje loba kanjalo ngilalokhu ngawe, ngoba uvumele owesifazana uJezebeli ozibiza ngokuthi umprofethikazi ukufundisa loku aduhise inceku zami, futhi zifebe lokudla okuhlatshelwe izithombe. Bona manje nxa uke wananzelela, khangela lezi izikhathi zamabandla, khona-ke sibe sesivala, khona-ke ekuseni siza kuyathatha ezinye lezo izinto. Khangela phakathi phansi kwezinti zezivane zegolide zethabhanekeli labaJuda, bona ngaphakathi okwesinkwa sombukiso lokunye okunjalo kwakulezinti zezivane zegolide eziyisikhombisa. Lonke liyakwazi lokhu. Bona kulezikhathi zebandla eziyisikhombisa, lokho kukhuluma ngezikhathi zebandla eziyisikhombisa ukukhanya. Manje nxa lingananzelela kusambulo 1, sifumana uJesu emile ezikhathini zebandla eziyisikhombisa, izinti zezibane zegolide eziyisikhombisa, lapho echibilika, futhi wabona omunye onjengendodana yomuntu emile egqoke ngokuthi kwakunjani, kwakungumlobokazi emile phakathi kwezinti zezibane ebonakaliswa. Manje iTestamente elidala babethatha lesi isibane esisodwa futhi basilumathise, bathathe esinye isibane futhi basilumathise kuvela kulesiyana, balumathise lesiyana esinye, balumathise esinye, njengalokhu baze benze zonke izinti zezibane eziyisikhombisa. Nga ungananzelela ekuqaliseni lapho uNkulunkulu eqala ukusebenza lamaJuda futhi badlula esikhathini segolide futhi ke isikhathi sobumnyama sokusebenza lamaJuda uNkulunkulu abalaso lamaJuda kwakusekubuseni kuka-Ahabu futhi nga ungananzelela kubala lezo zikhathi zebandla lapho uyabuyela khona emuva kikho njalo wathi manje izinto ezindutshwana ezedluleyo futhi wathi manje khona kuleso sikhathi sobumnyama iminyaka engamakhulu alithumi lanhlanu lapho kumbe esikhathini sika-Ahabu kuqala futhi lamajuda isikhathi esimnyama kakhulu ababalaso lapho u-Ahabu ethatha uJezebheli futhi waletha ukukhonza izithombe ko-Israyeli futhi wenza abantu bakhonza emva kwa-Ahabu emva kukankulunkulu kaJezebheli uyakhumbula bathatha babeka izithombe futhi badilizela phansi amalathi kankulunkulu futhi u-Elisha wakhala yena wayenguye yedwa futhi uNkulunkulu wayelamakhulu ayisikhombisa lawo angazange aguqe amadolo awo kubhali yabo yakukhumbula lokhu yilo lolo hlobo lwalelo bandla labakhethwa liphuma bona lapho bona ukuthi kunjani manje kuleli bandla nxa ungananzelela ibandla lakuqala ibandla le-Efeso kwakulibandla elikhulu wathi usasele ukukhanya okwamanje futhi nxa unanzelela ibandla linye laqala ukufiphala lifiphala laze lafika eTiatira khona-ke iminyaka engamakhulu alithumi lanhlanu khona-ke wasephumela kolunye uhlangothi futhi kulokukhanya nje okuncinyane qinisa lokho olakho funa uluthi lwesibane sakho lususwe futhi-ke bese sisiza phansi khona-ke esikhathini sebandla lePhiladelphia njalo-ke esikhathini sebandla leLaodikeya manje nampo ubuhle oh minabo ngiyakuthanda nje lokhu mfowethu Smith bona khangela kulokhu manje kulesi sikhathi sebandla lapho sidlula kukho manje khangela lokhu isikhathi sebandla lakuqala kwakuyi-Efesu isikhathi sebandla le-Efesu manje sinye salezo zikhathi zebandla kuze kufike eminyakeni engamakhulu alithumi lanhlanu nxa ungananzelela kubale khona khathesi lapho ufika ngekhaya lobu busuku nxa ulesikhathi kumbe ekuseniseni andukuba uze ebandleni kusahluko 1-2-3 sikasambulo uzafumana ukuthi sinye salezo zikhathi zebandla wathi ulamandla amancinyane uthi kawuzange ulandule ibizo lami waze wafika kule iminyaka yamakhulu alithumi lanhlanu eTiatira isikhathi esimnyama khona-ke wasephumela ngakolunye uhlangothi futhi wathi ulebizo elithi uyaphila kodwa ufile futhi lezi akula kulezi ezinye izikhathi zebandla lezo kumbe isikhathi sebandla lePhiladelphia kalizange nitsho bathathe lelo bizo njalo kabazange bafumane lelo bizo ngoba lafiphala kulesi isikhathi manje oh singabeka lokhu kanjani kulezo mfundiso zamanga manje khona phakathi lapho sikutshengise kungumama ibandla lekatolika umama wakho konke ukuthi ngumama imfihlakalo iBhabhiloni futhi lokho khangela lesi isikhathi sebandla lapho siphuma waye lokukhanya okuncinyane khona-ke waseqala ukufiphala efiphala futhi-ke wasesiza enhlanganisweni ngemuva lapha leyi iminyaka engamakhulu alithumi lanhlanu futhi waphuma khathesi hathi njengebandla lenkosi uJesu Kristu kodwa njengebandla lekatolika kuyini uLuther aphuma kikho njengebandla leLutheran kuyini iBhaptisti ayaphuma kikho njengebandla leBhaptisti hathi ibizo lakhe hathi ibizo lakhe elinye ibizo kulalo ibizo ngoba kakula elinye ibizo elinikiweyo ngaphansi kwezulu elingasindiswa ngalo kuphela ibizo likaJesu Kristu kule bizo lokuthi uyaphila kodwa ufile yikho okulaleyo nhlanganiso yesonto oh ngingumpresbyterian futhi ufile oh ngingumbhaptisti futhi ufile uyaphila kuphela lapho usiza uphile kuKristu Jesu unjalo imbhaphathizo zenu zamanga amanzi ubhaphathizo lwamanga ukufafaza ukuthela kulokucwilisa usebenzisa ubaba indodana nomoya ongcwele kulokusebenzisa ibizo lenkosi uJesu Kristu zonke lezo zinto zamanga zisiza zisehla phansi iBhayibheli ikhuluma njengokuthululela phakathi kwakho kalukhuni njengokungaba yikho futhi thina silapha siyavumelana kanye labo awu ibandla lami likukholwa ngaleyi indlela kodwa iBhayibheli lithi lokhu bona Akula zinto ezinjalo, akula nto enjengaleyo, futhi akula ndawo eBhayibhelini abake bakhuphela phandle ulimi lwabo, futhi bathathe iEucharist engcwele, futhi lo mpristi anathe iwayini, futhi ayibize ngokuthi umoya ongcwele. Ngakukaze kube khona eBhayibhelini abake baxhawulana izandla, banikeza isandla sokunene sobudlelwano, futhi bakubize khona umoya ongcwele. Ngakukaze kube lo muntu owaphakamayo futhi wathi, manje sengilikholwa, futhi wamkela umoya ongcwele. Nxa kwakwenza, nansi indlela leyo imisebenzi 2 eyayiza kubalwa ngayo. Futhi lapho usuku lwePentecost selufikile ngokugcweleyo, kwehla phansi emgwaqweni umpristi wesiRoma, futhi wayephendulele ikhola yakhe. Uyasondela athi, lonke lina phumisani ulimi lwenu futhi lithathe iEucharist engcwele. Isidlo sakuqala kayisoze ibe indlela yokubala imisebenzi 2 na? Awu, lina maprotestanti libabi ngokufanayo. Ngiyaphenduka lapho futhi lithi, manje siza kuya kini maMethodist, sibabeke bona esandleni sokunene, kumbe sibanike isandla sokunene sobudlelwano, futhi inyanga eziyisithupha zokubahlola. Ukubala ngaphi lokho kumsebenzi 2? Bona, ukuthatha ngaphi lokho? Bona, kwathi lapho bonke bendawonye, benhliziyonye, kakuzange kubuye ubhishophu futhi wenza lokhu, futhi kakuzange kubuye umpristi futhi enze lokhu, kodwa kweza umsindo uvela ezulwini njengomoya olamandla ovunguzayo, futhi wagcwalisa indlu yonke lapho ababehlezi khona. Nanso indlela abayamukela ngayo. Yebo mnumzana, njengomoya olamandla ovunguzayo uvela enkazimulweni, hathi phezulu emgaqweni kumbe enye inhlanganiso yesonto, ulebizo lokuthi uyaphila kodwa ufile. Bona, izivumo kholo zakho lezinhlanganiso zesonto sezivimbele uNkulunkulu njengalokho, kuze kuthi sikholwa lokhu, futhi sikholwa insuku zezimangaliso sezadlula. Umprofethi wamanga otsho lokho. Umprofethi wamanga okutshela lokho ungaxhawula izandla futhi wamkele umoya ongcwele. Umprofethi wamanga okutshelayo wamkela umoya ongcwele lapho ukholwa. Umprofethi wamanga okutshelayo kufanele uthelwe lokufafazwa kulokubhaphathizwa. Umprofethi wamanga okutshela ukuthi ubhaphathizwe ebizweni likaBaba, Ndodana, lomoya ongcwele, lapho kungela mbhalo wakho eBhayibhelini. Kunjalo, ngakula mbhalo eBhayibhelini okutshela ukuthi ubhaphathizwe, lapho wonke umuntu wabhaphathizwa kuphela ebizweni likaJesu Kristu, kuphela abafundi bakaJohane futhi kwakufanele babuye babhaphathizwe kakutsha ebizweni lenkosi uJesu Kristu ukuthola umoya ongcwele. Kunjalo, manje kayisiyo mfundiso yeJesus only. Ngiyayazi imfundiso yeJesus only kayisiyo leyo, leyo yimfundiso yeBhayibhelini nje. Kunjalo, kodwa nanko-ke wenzani ngakho. Nango-ke umama wenu, nango-ke umama walezo zivumokholo. Manje uyakhangela emuva eBhayibhelini futhi ungitshele lapho umuntu ake wafafazwa khona, Methodist, Presbyterian, Katolika. Ngitshele lapho umuntu oyedwa owake wafafazwa eBhayibhelini. Ngitshele lapho oyedwa owake wathelwa khona eBhayibhelini ekuthethelelweni kwezono. Ukuqambi ungakuthola na? Nxa ukuthola, woza kimi futhi ngizakwehla phansi kulesi sitalada lesayini emuva kwami, futhi ngithi umprofethi wamanga. Bengilahlekile. Kumbe uthole indawo eyodwa kulolonke iBhayibhelini lapho umuntu ake wabhaphathizwa khona ebizweni likaBaba, Ndodana, lomoya ongcwele. Indlela amaphesenti angamachumi ayisificaminwembili benu ababhaphathizwe ngayo. Ngitholele umbhalo owodwa lapho umuntu owake wabhaphathizwa ngaleyo ndlela, futhi ngizabeka isayini emuva kwami, umprofethi wamanga, futhi ngehle phansi emgaqweni layo njengalokhu. Futhi ungitshengise lapho umuntu ake wabhaphathizwa khona ebandleni elitsha, owayengazange adinge ukubuya futhi abhaphathizwe kakutsha, futhi hathi ebizweni likaJesu kuphela, kodwa ebizweni lenkosi yethu uJesu Kristu. Kunjalo, bona nxa lokho kungayisikho. Futhi lapha kuyini wayengumama wezifebe? Kuyini okwamenza isifebe? Kuyini okwamenza isifebekazi? Imfundiso yakhe kuyini okwabenza isifebe? Imfundiso yakhe futhi yiso isizathu ingamelani lenhlanganiso zesonto zabo lezinkolonkolo zabo. Sihlala sihlanzekile, laleli iBhayibhelini. Kangazi ukuthi uliphila kahle kanganani, kodwa uyalifundiswa lona kungenani. Kuhle lokho kukuwe, angingeke ngikwenze uliphile lona. Ngingakutshela kuphela lokho okuliqiniso. Yikho singayisiyo inhlanganiso yesonto. Ngingeke ngafuna ukuthi sizingcolise ngokungena ezintweni ezinjengalokho. Kufanele siguqele kolunye uhlobo lwenkolo. ngingangcono ngithathe indlela kanye labalutshwana abenkosi abadeliweyo. Ngingangcono ngihlale ngihlanzekile futhi ngimsulwa phambi kwelizwi loNkulunkulu futhi ngime lapho futhi ngithi kakulagazi lomuntu phezu kwesembatho sami. Yikho sihlala eBranham Tabernacle, yikho singayisiwa iAssemblies, yikho singayisiwa iOneness, yikho singayisiwa iJesus Only, yikho singayisiwa iMethodist, yikho singayisiwa iBaptist. iTabernacle elincinyane nje lapha asila nhlanganiso yesonto lakancane, sikhululekile kuKristu. Yikho sihlala ngendlela esenza ngayo futhi uNkulunkulu osibusisile, uNkulunkulu esisiza. Manje singalitshela kungani sithatha isidlo, siyalitshela kungani sigezana inyawo, kungani singavumeli amalunga akuthathe nxa sikwazi ukuba basesonweni. Yikho la amaviki amabili kumbe amathathu edluleyo bengisuka kwelinye ilunga ngisiya kwelinye, lapho ebelilokuxabana kwenu futhi lihamba-hamba omunye engakhulumi lomunye futhi lisedlulana omunye lomunye emgaqweni futhi uchibilikise ikhanda lakho eceleni lihlaza kuwe othethe inkezo kaNkulunkulu ebusisiweyo kuleli ilathi lapha futhi labizwa ngokuthi abazalwane labodade. Khona-ke lingene efonini futhi linyeyane. Kalifanelanga ukubizwa ngokuthi lingamaKristu lapho linjalo. Kuhle, sukani kulawo mafoni. Nga lingeke likhulume okuhle ngomunye umuntu, ungakhulumi lutho lakancane. Kumbula uNkulunkulu uza kubeka umlando ingqe kuphela lolo hlobo lomoya lukuwe. Uyakwazi kawulunganga kuNkulunkulu. Nga ungezwa, nga umuntu esempambukweni yana kuye futhi libuyisane. Nga lingeke labuyisana, thatha omunye umuntu kanye lawe. Yikho kungamangalisi uNkulunkulu engenelisi ukulaya ibandla lakhe ngoba kalikwenzi kuhle kulokuba sefonini futhi likhuluma ngalowo lokho okuthethe indawo futhi lokuzinkolo okuyize lokunye okunjalo khonapho njengalokho kulokuthi wenze lokho. Kungani ungenzi lokho iBhayibheli elikutshoyo? Nga omunye umzalwane ehlule isiphambeko, hamba kuye futhi ubone nxa ungeke ubuyisane laye. Awu, manje nguye ongicalileyo ngangilandaba lokho akwenzileyo. Hamba kuye kungenani, akuzange kuthiwe aze kuwe. Wena hamba kuye nxa ephambukile. Uthi awu, nguye owayesempambekweni kumele aze kimi. Kayisikho lokho iBhayibheli elakutshoyo. iBhayibheli lathi wena uye kuye nxa ephambukile, wena hamba kuye. Futhi-ke nxa engeke akulalele, khona-ke thatha omunye umuntu kanye lawe njengomfakazi. Futhi-ke nxa engeke ambone lowo mfakazi, khona-ke wothi manje ngizathatha umalusi wakho. Khona-ke umtshele uthi ngiza kukhuluma ebandleni futhi ensukwini ezingamachumi amathathu kusukela khathesi. Nxa linabazalwane lingazange likulungisise lokho, lumzalwane lapha uzimisele ukubuyisana lina kalifuni, futhi nxa lingakwenzi phakathi kwensuku ezingamachumi amathathu, khona-ke kuyini okuzakwenzakala? Kalisengabanye bethu. iBhayibheli lathi nxa engeke azwe ibandla, khona-ke makabe kini njengomhedeni futhi lomthelisi. Liyabona lapho kuphela lowo mzalwane engaphansi kwalokho kuvikelwa kwebandla, igazi likaKristu liyamvikela. Yiso isizathu singatholi ibandla ligiqika endleleni elenza ngayo. Manje kuhle, leyi yimfundiso yebandla lebhaptisti kumbe iBranham Tabernacle lapha. Nxa lingakwenza, bona kungani ungeke? Uyafika lapha sithi okomfanekiso amadoda amabili, sithi uliyo lami uzakuba lami, futhi bese ngisithi awu ungonele. Lokho kokwenza mehluko, kumele ngiye kuye. Awu, ulilunga laleli bandla, yena usebenza umKristu, uthethe isidlo lapha esibambelelweni selathi kanye lami, futhi sibhaphathizwe ebizweni lenkosi uJesu, sahamba kakuhle njengabazalwane phambi komunye lamunye. Khona-ke enye into ibisisenzakala, kwakusikho muntu amaphesenti angamachumi ayisificamunwemunye esikhathi kungudeveli ongene phakathi kwabantu. Kayisibo bantu, kungudeveli. Futhi lapho kuphela usekela udeveli esenza lokho, ulimaza umzalwane wakho. Kunjalo. Awu, enye into iphambanisekile ngoliyo lami. Kasihambe siye kulungisisa, futhi nxa ubona kukhona enye into kungumlandu wakho ukubuya kithi. futhi uthi lonke linabafana ozani lapha futhi lihambisani siza kuqondisa linto manje khona ke nga esiza lapho uthi lapho usufumana khona ke sesilapha ngithi aw into yakuqala nga singavumelani khona ke ubususiza ebandleni unjalo futhi ke lapho lapho kuphela lingenzile utho mayelana ngakho lokuba igazi lika Jesu Kristu liyasivikela sonke bona kodwa ke leyo mvukuzane endala izaqala enye imvukuzane futhi laleyo mvukuzane izaqala enye imvukuzane futhi into yonke izagula ndawo yonke ibandla lonke khona ke ubususiza endaweni lapho obuya khona ebandleni futhi khona nje ukuqanda kumele ube lomgcini webandla aze ukuncibilikisa amatshe omkando anduba ibandla lingene phakathi manje liyakwazi ukuthi lokho kunjalo futhi ukuqanda umuntu uyahlala liyazi futhi engatsho lutho awu sasijwayele ukuba ngaba kamoya awu uyini okwenzakeleyo beligijima kuhle loba yini uhlupho bona isono sakho siyakwahlukanisa futhi uNkulunkulu uza kulibeka umlando ngakho bazalwane manje ngizaqondisa le into ngakulanto ephambanisekileyo ngami ngakulanto ephambanisekileyo ngoliyo kudeveli ongene phakathi kwethu kunjalo yenza le into iqondiswe hamba kuye khona ke nga engeke alalele kumbe mina ngingeke ngilalele loba ngayiphi indlela okuyiyo khona ke kukhulume ebandleni nga engabuyi ubuyisana kulelo bandla ensukwini ezingamachumi amathathu khona ke usengaphandle ngokuvikelwa kuka Jesu siyamkhulula kunjalo khona ke khangela ukuthatha indawo yekela uNkulunkulu enzeke ukulaya ususe izandla zakho wenze okukhulu ongakwenza khona ke chiya uNkulunkulu abe naye okwesikhashana esincinyane yena uzamusa kudeveli uza kuza ke nxa engaphenduki impilo yakhe libanga elifichane nje liyakhumbula eBhayibhelini lapho okwakulomzalwane owayengafuni ukuzilungisisa loNkulunkulu bangaki abayikhumbulayo indaba yakhona wayephila kanye lomamakhe omncane futhi babengeke bamqondise uPaul wathi imnikele kudeveli ukuqo ukuphutshiswa uyakuthola kwabaseKorinte besibili yena uyaqondiswa ngilomfo wami umngane omuhle ngiyathanda lapha ukubiza ibizo lakhe umfo wethu ongumthumayeli futhi lomfo wethu ongumthumayeli ibizo lakhe umfo wethu Rasmussen abanengi benu bathumayeli elihlezi lapha lobu busuku ibizo lakhe lisemaphepheni enu yileyo engakhethi inhlanganiso zesonto ephuma eChicago futhi khangela wayelomfana umthumayeli futhi wahamba wachata lenkazana yekatolika waseqala njengalokhu futhi babeza kwenza lokhu lokuyana futhi lokunye futhi lakho konke wangena phakathi kohlupho futhi uyise wahamba kuye wathi manje khangela ndodana uzakubuyisana na wathi baba wabiza ibandla labo iqhuku labagiqiki abangcwele uyise wathi manje khangela uzalungisisa leyo nto kanye lebandla leli wathi manje baba ngubaba wami futhi kangifuni ukungena phakathi kohlupho lawe kulungile wahamba wayathatha omunye wamadikoni futhi wehla phansi endlini yakhe wathi Wesley ngifuna ukukhuluma lawe wathi uzakulungisisa into leyi lebandla na futhi wamnika amabili amafichane njengempendulo njengalokho wathi khumbula Wesley ngingumalusi walelo bandla ngimuyisho kodwa ngizakwenza lokho uNkulunkulu athi kwenziwe ngikunika insuku ezingamachumi amathathu ukulungisisa lokho lebandla lelo kumbe siza kuxotsha usuke ebukhoneni bukaNkulunkulu uyindodana yami lowo ngumsindisi wami wathi ngiyakuthanda futhi uyakwazi ngiyakuthanda Wesley ngingakufela khona khathesi kodwa kumele uqonde ngelizwi likaNkulunkulu bona wathi ngingumalusi walowo mhlambi nxa ungumntanami noma uyini oyiyo kumele ube semdlileni lelizwi likaNkulunkulu nxa ungakwenzi khona ke ngangifanelanga ukuba ngumalusi wakhe mfana lowo ngumalusi leyo indoda alicabangi njalo leyo indoda watshela umfana wakhe lokho futhi wamzwisa ubuhlungu wathi kodwa wathi ini ngubani oza kumzwisa ubuhlungu umuntu kumbe uzwise ubuhlungu umsindisi wakho Ngakho wathi khonale saqhubekela phambili futhi wathi yena wayengeke akwenze futhi thina ngatshela ibandla wathi indodana yami sibili uWesley uyala ukungilalela kulindaba uyala ukulalela umdikoni futhi ungumfakazi walokhu mfowethu zibani lo zibani yebo nginguye kulungile ngo 8 o'clock isonto elandelayo amaviki amane kusukela khathesi nxa engakakulungisisi lokho laleli bandla sinikela uWesley indodana yami kudeveli ekubhujisweni kwenyama igazi lakhe igazi le lika Jesu Kristu lebandla leli ngalisekho ukumvikela futhi lobo busuku bafika wema kuphulupithi wathi uleminye imizuzu emibili isikhathi safika wathi manje njengendodana yami uWesley Rasmussen wathi kuleli bandla kuwe uNkulunkulu Somandla senze konke esingakwenza njengokutsho kwamazwi akho lezi layezo zendodana yakho yakho umsindisi wethu asichiyela zona thina manje ngiyanikela umfana wami lebandla leli likanye lami khona ekudeveli kukho ukubhujiswa kwenyama yakhe ukuze umphefumulo wakhe usindiswe yikho kuphela okwachiwoyo akulanto eyenzakalayo okweviki kumbe ezimbili mhlawumbe inyanga kumbe ezimbili okunye obusuku uWesley omdala wagula futhi lapho egula waqhubeka elokhu egula wabiza udokotela udokotela wabuya wazomhlola wayele fever yekhulu lanhlanu wayengatholi isizathu sakho waqhubeka nje elokhu egula udokotela wathi mfana kangikwazi okwenzakele kuwe akazange azi okokwenza wathi sizabiza ingcwethi babiza ingcwethi futhi ingcwethi yangena phakathi lapho bamusa esibhedlela futhi bamhlola yonke into futhi wathi angeke nje ngikutshele umfana ukhangeleka nje esifa umkakhe emile lapho ekhala yonke into njengalokho futhi labantwana bemile ngasembhedeni la yonke indawo njengalokho wathi usehamba yikho kuphela wathi ukuchaya kwenhliziyo yakhe lokuphefumula lokho kusehla sikhathi sonke wathi bizanini ubaba oh yebo yiyo indlela yokukwenza yikho khona bizanini ubaba futhi uyise wagijimela khona esibhedlela ngokuphangisa sibili ukuyambona wathi baba angeke khathesi kodwa uNkulunkulu uyezwa amazwi ami ngizakulungisisa yonke into ngizakuyilungisisa yebo ngizakwenza yebo mnumzana mfowethu khonapho ke ukuphefumula kwakhe waqala ukuphenduka ngokufaneleyo futhi isonto elandelayo wayephezulu phambi kwebandla wathi ngonile phambi kwaNkulunkulu ebukhoneni baleli bandla ngala ukulalela amazwi kamalusi ngala ukulalela umdikoni lapha futhi wathi ngicela leli bandla ukuthi lingixolele ngobubi lobo engibenzileyo njengalokho wathi uNkulunkulu ulondolozile impilo yami ngiyalitshela waqonda khona sibili yebo yikho okufanele ukwenze bona bona lina nxa lingakwenza nje khona ngendlela kaNkulunkulu bona manje bona indlela esenza ngayo silomhlangano webhodi futhi sithi awu manje kufanele sigcine angitsho ithabhanekeli kodwa ngitsho thina abantu bamaprotestant silomhlangano webhodi futhi kuyini elikucabangayo ngoJones kuyini elicabanga ukuthi kufanele sikwenze ngaye ngicabanga angenza ilunga elingcono lemethodist kulalokho asenza khona thina nanko ke lokho lokho kubi yiso isizathu kungafanelanga ukuthi silandele imikhuba yabo futhi omunye umbishopu ufanele simbize okunye lokho kuyini elimbiza khona indoda yesiqinti kuleli bandla lePentecost umkhulu wesiqinti umbizeni phakathi ukuze bona ukuziphatha kwalindoda iBhayibheli liyasitshela lokho okwenza yiso isizathu singadlali lezi nhlanganiso zamasonto abo sihlala sikhululekile entweni leyo Amen. Ngalingizondelanga, ngabe lingizondele, lingakwenzi lokho, kulungile. Ngizathola imibuzo emihle kabi kusasa ebusuku. Kodwa, awu, lokho kuhle. Bona, khumbula, yazi, ngitsho lokho khathesi, nginabantu elilapha, elivela enhlanganisweni zamasonto ezehlukeneyo, inhlanganiso yesonto yakho, futhi mfowethu, Ngangicho ukuthi bawusuye umKristu. Ngangicho ukuthi inhlanganiso yesonto yakho ngayila nkulungwane zamaKristu amahle phakathi lapho. Ngizama ukutsho isizathu kungani singayisiyo inhlanganiso yesonto. Ngoba angeke nje ngikumele lokho. Hathi mnumzana, angeke ngikwenze sibili. Bazama ukulitshela lokho okokwenza. Nga uNkulunkulu wangibiza ukuthumayela ivangeli. Khona-ke ngiyalithumayela ngendlela uNkulunkulu angitshela ngayo ukuthi ngikwenze. Lokho yikho nje indlela okulotshwe ngayo lapha kuleli Bhayibheli. Ngingekela ukuziqondisa ngalokhu. Khona-ke lokho kuyi uNkulunkulu uza ngahlulela ngakho. Kodwa nxa ngibona impisi isiza kumbe isitha sisiza futhi ngibe ngehluleke ukubaxwayisa, khona-ke uNkulunkulu ubuza mina. Kodwa nxa ngikuxwayisa, khona-ke sokukuwe-ke. Bona, khumbula lapho ensukwini zokucina ukuthi izikhathi ezinzima zizabuya. Abantu bazakuba ngabazithandayo, abazikhukhumezayo, abazigqajayo, abahlambazayo. Bona abahlambazayo. Oh, wona amaqembu eziwula, insuku zezimangaliso sezadlula. Akulanto enjengaleyo. Yena ungumprofethi omdala wamanga. Manje siyakwazi ukuthi abesifazana bethu balengqondo njengabesilisa bethu. Kangiphikisani lalokho la kancane. Kodwa iBhayibheli likaNkulunkulu lathi limbeke phandle kwephulupithi. Lokho kunganele sibili. Bona kunjalo, kulungile. Bona futhi wathi, awu manje inhlanganiso zamasonto ethu silabo nje abaningi abantu abahle njengoba lilabo khona ngapho eTabanekeli. Kangikutsho lokho la kancane. Kodwa iBhayibheli liyacala inhlanganiso zamasonto kunjalo. Futhi ngakho kangitsho ukuthi kanila malunga amahle ebandleni lenu. Lokho kuhle, bangabantu abahle, abanye babantu abahle sibili. Ngihlangana labo kuwo wonke lawo amakatolika, futhi lakuwo wonke wawo ngihlangana lamalunga amahle. Manje indlela esizaletha lokhu ngayo manje, bangani, nxa iNkosi ithanda, kulezi zifundo ezithile ezilandelayo mhlawumbe ngizalazisa kusasa ekuseni. Loba kufanele sigijime kusasa emini kumbe hatshi, bona ukukuphumisa. Isizathu sizama ukukwenza, ngifuna ukukuletha phansi endaweni khathesi. Manje nxa ufuna ukuletha omnye umuntu kanye lawe, uyemukeleka ngokupheleleyo ukukwenza. Kodwa khumbula khathesi, ungahambi futhi nje uzama ukuthola icala. Wena buya lapha, ngikhuluma nje ebandleni lami, uyabona. Kangifundisi lokhu phandle kwebandla lami lapha, ngoba lo ngumsebenzi womunye umuntu. Lokho ungumalusi walowo mhlambi. Futhi mina nje ubuyele khona kuGenesis, uyakudonsa khona indlela yonke futhi ukubone lapho okukhona. Manje sesibuyela emuva kuGenesis ukuthola ukuthi kungani umntwana olivezandlebe ube ngeke angene ebandleni lenkosi okwezizukulwane ezilithumilane. Wathatha kanjani? Lokho kwakuza kuba iminyaka engamakhulu amane okwesono leso ukuze siphume. Lokuthi siza kufumana njani ukuthi ukungalungi kwabazali kuvakatshelwa ebantwaneni lebantwaneni, ukuthi lokhu kwaqala njani kuGenesis, futhi lokunye okunjalo. Futhi wena ngakho uzabona ukuthi njani buyela indlela yonke emuva, ukuthi uNkulunkulu ngaphambi kokusekelwa komhlaba, ngaphambi kokuba i-athomu elilodwa lingakachachambi emuva le, phambi kokuba ibhola lomlilo, uNkulunkulu wazi isidalwa sonke lento yonke eyayiza kuba semhlabeni. Kungabe kulomuntu lapha ubungeke uchasise lokho ibala futhi uliqephulele phansi? Utsho lokho ibala lokuthi ngelamkhawulo belikutshoyo njengokuchibilikisa ilihlo lekhamera kusiya kokungelamkhawulo khonanje. Kusukela lapho kusiya yikho kuphela bona okungelamkhawulo. Futhi kasingeke engqondweni ezilomkhawulo siqedisise lokho ingqondo ezingelamkhawulo ezilakho. Bona asingeke sikwenze lokho. Awu, awungeke ukwenze. Bona kodwa nxa ungakhangela nje ubambelele emoyeni, ungakuzwa khona kudele futhi ubuyele lapha emibhalweni futhi uzabona manje. Bona khonale emuva isisekelo somhlaba singakabekwa. Manje iBhayibheli lathi uJesu Kristu wayeliwundlu likaNkulunkulu. Manje lalelisisani, ngakho nxa abanye benu lingeke libe khona kusasa ukukuzwa kuqediswa. iBhayibheli lathi uJesu Kristu wayeliwundlu likaNkulunkulu elahlatshwa kusukela ekudatshulweni komhlaba. Kunjalo na, kunini lapho ahlatshwa khona kusukela ekudatshulweni? Lo ngumhlaba nxa wenziwe ngenqumbi ezahlephukayo ezadonswa elangeni lingakabi yilokho. Khona-ke kungakabi khona i-athomu elahlephuka elangeni, nxa lokho kwakulibhola lomlilo eyasuka elangeni okwakungaba likhulu lamabhiliyoni triliyoni 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 eminyaka emuva kungakabi lebhola elilodwa lomlilo. UKristu wahlatshwa lapho ingqondo kaNkulunkulu enkulu ihlaliseka entweni eyodwa kungumsebenzi oqediweyo. Lapho uNkulunkulu esithi ngakube khona, sekuvele kwaqedwa nxa kwathatha ikhulu lamabhiliyoni eminyaka edlulayo, kuvele sekuqediwe ngesikhathi nje eqeda ukukutsho. Futhi lapho iwundlu lihlatshwa kusukela ekudatshulweni komhlaba, iBhayibheli elifanayo, umoya ofanayo waloba futhi wathi amabizo ethu abekwa ebhukwini lokuphila lewundlu ngaphambi kokusekelwa komhlaba. Ngakho umuntu waloba ingoma kulebizo elitsha elotshiweyo phansi enkazimulweni lali lezitsho ezinhle, kodwa wayengekho embhalweni. Bona lelo bizo lalotshwa phansi enkazimulweni lapho umhlaba, lapho umhlaba ungakaqali, lapho iwundlu lihlatshwa amabizo ethu ebekwa ebhukwini lokuphila lewundlu. Ake ngilitholele umbhalo nje owodwa omncinyane, ngingabambelela nje umzuzu owodwa uza nje engqondweni yami khathesi, ngicabanga ngingavula kuwo kangilaqiniso. Futhi khathesi ngiyaxolisa ukulihlalisa isikhathi eside kangaka, kodwa ngilitshelile kuzaze kube phakathi kobusuku. Ngakububi kangako, kodwa ngithanda nje ukuthatha lokhu umbhalo owodwa nje kulokho. Vulani kanye lami khathesi ebhukwini labaseRoma, futhi ngifuna ukuthi libale lokhu kanye lami. Manje kasiboneni abaseRoma nxa ngingayifumana phose nje khona lapha. Manje kasithatheni abaseRoma 8 futhi kasiqaliseni ngendima 28 yesahluko 8 yabaseRoma, futhi ngifuna nje libale ngokukhuleka kanye lami khathesi. Lalelani lapha lokho nje uNkulunkulu akutshoyo manje. Futhi siyakwazi ukuthi kwabamthandayo uNkulunkulu wonke kusebenzelana kube ngokuhle kulabo ababiziweyo ngecebo lakhe, ababizwe ngokwenjongo yakhe, ngoba labo abazi ngaphambili lokho kuyakunika. Ungabala kanye lami, ngoba yena, ngoba labo abazi ngaphambili, labo wabamisela ngaphambili, kulungile ukuba bafanane lesimo sendodana yakhe, ukuthi babe lizibulo phakathi kwabazalwane abanengi. Njalo-ke labo abamisela phambili, labo wababiza, futhi labo ababizayo, labo wabalungisisa, futhi labo abalungisisayo, labo wabakhazimulisa kusukela ekusekelweni komhlaba, lapho uNkulunkulu ekhangela phansi. Manje uNkulunkulu kaqhubi ihofisi yakhe ethi, awu manje sengisiyakuya, oh kuyini esingakwenza manje? Bona kakula lutho. Khumbula, ukungalungi, isono, yikulunga kuphambukisiwe. Udeveli angeke adale. Ngabe lonke liyakuzwisisa lokhu na? Imfundiso yebandla leli, udeveli angeke adale, angaphambukisa lokho uNkulunkulu akudalileyo. Manje kuyini ukuphambukisa lapha lonke likhangeleka njengabadala ikakhulu? Lalelani kulokhu, singabantu abachadileyo, futhi linamadoda achadileyo. Lani lina besifazana abachadileyo, lingahlala ndawonye njengomfazi lendoda, futhi labo abesifazana bayafana njengalokhu babengakaze bazintombi ezimsulwa, ingqeke kuphela uhlala kanye lendoda yakho. Kunjalo manje lokhu kuvunyelwe futhi kusemthethweni futhi kulungile, kugcotshwe nguNkulunkulu ukwenza njalo. omunye wesifazana angenza isenzo esifanayo lesomfazi wakho, omunye wabo ulungile emehlweni kaNkulunkulu, futhi isenzo esifanayo omunye wesifazana ucaliwe phambi kukaNkulunkulu ekufeni. Kuyini ukulunga kuphambukisiwe? Bona, ukulunga kuphambukisiwe. Manje udeveli angeke adale, kodwa uyaphambukisa lokho uNkulunkulu avele wakudala. Ayini amanga, iqiniso liphambukisiwe. Omnye umuntu wathi, oh khangela, wakungomgqibelo ebusuku ngelesificamunwemunye nta. Yebo, uBilly Branham wayeseJeffersonville uqondile phansi ebhawa lika-Ants edakiwe. Amanga, kwakuyini? NgangiseJeffersonville, lelo liqiniso. Kwakuyikulunga kuphambukisiwe. Waba ngamanga. Bona lokho engikutshoyo. Bona, amanga aphambukisa okulungileyo. Into eyakhulunywayo lapho engangikhona. Manje, nxa khona kwathi ebandleni ngichumayela, uqondile. Lokho yikulunga, ukhulume iqiniso. Ebhawa enatha ngamanga kuphambukisiwe. Bona, iqiniso liphambukisiwe. Bona lokho engikutshoyo. Konke ukungalungi ikulunga okuphambukisiweyo. Ukufa kuyini? Ikuphila kuphambukisiwe. Umkhuhlane impila kahle iphambukisiwe. Ufanelwe ube ngenhle indoda eqinileyo, ulungile. Nga ugula kuyini? Impila kahle yakho iphambukisiwe. Bona, yikho konke okukhona kukho. Kuyini? Lalijwayele ukuba batsha, abesifazana abahle futhi beqinile, amadoda amahle. Manje usuchwabhana, ususiba mdala. Kuyini? Ikuphila okuphambukisiwe. Bona, uphenduka khona emuva njalo. Bona, futhi kufanele kubuye kuphenduke. Libusiswe ibizo lenkosi. UNkulunkulu uthembisile ukukuphendukisa futhi khona ngokuqiniseka. Njengoba kuyikho, ngiyakwazi kulapha. Ngakho, njengokuqiniseka okuyikho, uNkulunkulu uza kuletha khona njalo. Wathembisa futhi wafunga ukuthi uza kwenza. Lokho yikho okukulethayo. Manje, kanjani? Kumele sibe ngabantu abanjani? Manje, nanzelela ukuthi izinto lezi zazithatha indawo njani. Manje, labo abazi ngaphambili wababiza, labo ababizayo wabalungisisa labo. Nini? Ngaphambi kokusekelwa komhlaba, ngaphambi kokuba umhlaba ungakaqali. Manje, nxa singathatha lumbhalo futhi siwulungisise, singathatha amahola kuwo, kodwa kasifuni ukukwenza lokho. Kodwa konke lokhu ukungalungi lapha ikulunga okuphambukiselwe ekungalungini, yikho lokho udeveli akwenzayo. Manje lapho usiza esikhathini sokuziphendulela futhi usazi lokho okubi lokuhle, ufanele usuke ebubini bakho, ngoba uzelwe esonweni, wabunjwa ebubini, wabuya emhlabeni ukhuluma amanga. Khonake uzelwe ngesifiso semacansini, futhi-ke kufanele uzalwe kutsha ukuze wamukele ukuzalwa okutsha ukungena ezulwini, ngoba lolu hlobo lokuzalwa olalo lapha. Bona, lapho oJehova's Witness bazabe belahleke khona kakhulu lapho ukucabanga ukuthi ukuzalwa kutsha yikuvuswa komzimba. Liyabona, kakungeke. Bona, kufanele kube ngenye into. Wena usesibangeni sesikhathi, futhi into kuphela elaphakade into eyayingela siqalo kumbe engela sicino. Into elaphakade kayizange ibe lesiqalo kumbe kayisoze ibe lesiphetho. Bona, ngakho nxa uyingxenye kaNkulunkulu, umoya lo okuwe kawuzange ube lesiqalo kumbe kawusoze ube lesiphetho, futhi uphakade kanye lo moya lo ophakathi kwakho. Bona, njengothando lwe-agapho khonake ube sokusehla phansi uthando lwefiliyo, futhi-ke wehle ethandweni lwenkanuko, kuyaqhubeka kusehla phansi futhi kusehla phansi kuphambukiswa, kusehla kuze kube nje ingxubano yengxovangxova eyodwa. Awu, indlela kuphela uJesu wehla phansi lelo lele elifanayo, phansi lapha ukuphakamisa lokubuyisela njalo esimeni esiphezulu, kusukela esimeni esiphansi, kusukela ekufeni kusiya ekuphileni, kusukela emkhuhlaneni kusiya empilweni kahle, kusukela ekungalungini kusiya ekulungeni. Bona, yena wasuka kokungaphezu konke esiya kokungaphansi konke, ukuze alethe kokuphansi konke kusiya kokuphezu konke. Waba yimi ukuze ngenelise ngomusa wakhe ukuba nguye indlalifa yesihlalo sobukhosi enkazimulweni. Bona lokho engukutshoyo, lezo zinto. Manje khangela, khonale, emuva, umhlaba ungakaqali, kuwo ama-atomu, emuva le, lapho uNkulunkulu ebona lokhu, okwakuzathatha indawo. Bona lapho, wakubona, wangibona, wabona lonke itshekeje, okuphaphayo konke, ikoqo lonke, umyane wonke, yonke into, eyayiza kuba semhlabeni, wayibona khona lapho. Sibili, yena wayibona. Manje, akazange athi, ngizathumela indodana yami phansi, futhi ngimyekele esifa, futhi mhlawumbe, omnye umuntu, uzamzwela usizi, futhi kuza kuba indaba elusizi mhlawumbe omunye umuntu engasindiswa. Wazi ngaphambili lowo ozasindiswa. Yebo mnumzane, wathi u-Isawu ngamzonda futhi uJakobe ngamthanda. Anduba munye lamunye wabo engakabi lethuba lokutshengisa lokho ayeyikho, ngoba wayekwazi lokho ababeyikho. Wayekwazi, uyazi into yonke, wazi lokho owawuzakwenza ungakazalwa. Kumbe lapho umhlaba uqalisa. Manje khangela, njengoba lisazi, ngiyindoda yombhobho, ngiyathanda imibhobho. Kuthi omnye umfazi eTexas, ngiyakholwa iTexas, wangilethela iSwift, i-220 Swift. Ngangihleli ngiyifuna, ngangifuna ukuyihlola. Kungumbhobho omncinyane, odubula okulamandla, ungohlamvu lwamashumi mabili lambili. Lohlamvana machumi mane lasificaminembili. Futhi ungayipakisha ngezandla. Manje ifekithari ithi ungakwenzi, kuyingozi kakhulu. Kodwa ungapakisha ngesandla lolo hlamvu okwamafidi azinkulungwane ezinhlanu ngomzuzwana, futhi ube lokhe ubambile endaweni yakho inkulungwane ezinhlanu zamafidi ngomzuzwana. Lokho yimayila umzuzwana. Ngamanye amazwi, uHelwane uhlezi amayadi angamakhulu amabili. Ungadubula uHelwane, ubona insiba ziphapha phambi kokuba umbhobho ukukhahlele. Bona, lokho kodwa ungakuthatha khona indawo eyisipatalala yoluthi lokuvungula, ubusungena ephawudeni yakho, futhi uthele lokho kakhulu phakathi lapho okweneleyo nje ukuthi ungakubamba oluthini lokuvungula, futhi ubusudubula ingulube yaphansi ihlezi ekuqineni kwalesi sakhiwo lapha, iyahlala nje ikhangele kuwe. Luyini uhlupho? Uhlamvu luyavuthuzeka, luhamba ngesiqubu, and futhi ungabeka ilembu phakathi kwalapha lalaphana, futhi kawusoze ubone lolu lodwa ucezwana luwela elembini. Kuyabuyela kuphenduke, hathi emlotheni, umlotha wentabamlilo ethungayo, kodwa kuyaqhubekela phambili. Kulalokho kuyabuyela njalo kuma asidi akuqala, lawa enza ikhopha lomsizi leyo ephakathi lapho. Kuyabuyela njengokuthi kwakunjani iminyaka elikhulu lamabhiliyoni edluleyo. Manje nanto uhlamvu oluncinyane, imbumbule ezimachumi mane lasificaminwembili zohlamvu engiluphetheyo esandleni sami, futhi emzuzwaneni olandelayo sokuphenduke kulokho okwakuyikho iminyaka eyizigidi ezilikhulu edluleyo. Futhi nxa umhlaba ungama eminye iminyaka eyizigidi ezilikhulu, kungabuyela kube luhlamvu njalo, kungabuyiselwa emuva, ngoba kungabumbeka ukuba yikhopha. Manje khangela lokho uNkulunkulu akwenzayo, futhi-ke uza kumthanda. Khona-ke uza kuya ngekhaya, futhi ekuseni uphuze ukulala, futhi uza kumthanda okudlulisileyo kulakuqala. Manje uNkulunkulu ungukontilaka, bangaki abakwaziyo lokho? Ungumakhi. Kulungile, lalelisisani sibili. Manje uNkulunkulu emuva le, kumbe bathi manje siza kuthatha umbono wenhlelo zababona ngokwenzeka kwezinto ezikhathini zemilando. uNkulunkulu iminyaka elikhulu lamabhiliyoni adlulileyo, lapho ezakwenza umhlaba, awu waqala nje. Manje yena wayelakho, yena waba lecebo engqondweni yakhe. Manje uzakuthi nxa emkhulu okungako mfowethu Branham, wavumela kanjani udeveli ukwenza isono? Awu wayesazi udeveli engakadalwa ukuthi uza kuba ngudeveli tumo. Manje izo amadlabuzane okuthandaza. Oh, minabo wayesazi udeveli engakadalwa ukuthi uza kuba ngudeveli. Manje uyabuza kholo khoke uthi ngani wamvumela abe ngudeveli ukuze atshengiswe ukuba unguNkulunkulu? Yikho wakwenza. Ngani waba lokungalungi? Ngani? Yikuphi owaqalayo, umsindisi kumbe isoni? Yikuphi owaqalayo, umsindisi? Yikuphi owaqalayo, umsilisi kumbe umuntu ogulayo? Ngani ke bavunyelwa ukuba lesoni ngoba izimilo zakhe zingumsindisi nxa kwakungezange kube lesoni wayengasoze aziwe njengomsindisi. Haleluya! Angenza izinto zonke zizungeleze kunkazimulo yakhe. Umbumbi angathi naku kumbe imbiza ingathi kumbumbi ungenze ngaba yilokhu. Ngubani osevilini? Ngubani olomdaka? Kusezandleni zikabani? UPauli wathi, oh, ndoda eyisiwula, kachongo yini ukuthi wavusela uFaro sonaleso sizathu. Isibili, wayekwazi kungakabi lomhlaba wabakwazi ukuthi ngubani owayeza kuba yini, futhi wavumela kwaba lesoni ukuze abe ngumsindisi, wavumela kwaba lomkhuhlane ukuze abe ngumsilisi, wavumela kwaba lenzondo ukuze abe luthando. Sibili wakwenza unguNkulunkulu, futhi lezo izimilo zakhe, futhi yena kufanele abe lento yokutshengisela izimilo zakhe. Wawungakwazi njani ukuthi kwakulobusuku? Wawungakwazi njani ukuthi kukhona uba kwakuyimini? Wawuzakwazi njani ukuthi kwakulobusuku kukhona ubusuku ukuze kufakaze imini? Sibili, kukhona. Amen. Uyabona lokho okwenzayo? Kodwa wathi esemuva lapho, ngaphambi kokusekelwa komhlaba, engakathathi ilanga leli elidala futhi walibhodisa kulinkanyezi endala esiphila kuyo khathesi lumhlaba, futhi wawubumba lapha ngelanga futhi wawubeka wazungeza ilanga, sithi nanti ilanga, walibumba ukulolu uhlangothi futhi waliyekela lalenga lapho okweminyaka elikhulu lamabhiliyoni alikhulu. Kuyini ayekwenza? Amagasi. Wabhoja kulolu uhlangothi kwenza enye into. Kuyini ayekwenza lapha? Enye ipotashi. Wabhoja ngale indlela. Futhi kuyini lokho ayekwenza lapha? Esenza icalcium. Kuyini ayekwenza? Wayesenza wena lami. Kuyini ayekwenza? Njengokontilaka ebeka phansi othuba i4 bakhe, labo thuba i8 bakhe, iphepha lakhe, isayidi yakhe, wayesazi ukubana izakhiwo zingaki ayeza kuzakha. Futhi senziwe ngezakhamzimba ezilithumi lasithupha zomhlaba. Futhi wayesenza thina sonke, futhi esibeka thina lapha umhlaba ungakabi khona. Futhi yena wawungabe ulamakhona ngaleso sikhathi. Kangazi lokho okwakuyikho. Wayesenzelani yena igolide lekopa lethusi lamanzi futhi lazo zonke lezi izinto? Ungukontilaka. Yena enga umakhi wayebeka yonke into phansi lapho, wayelonto yonke iqunyiwe futhi yalungiswa. Lapho esekulungisile konke, kwakuyikudubuka kwentabamlilo ethunqayo enkulu. Wayekela izintabamlilo ezithunqayo zikhukhumale phezulu lapho okweminyaka yamakhulu ezigidi ukwenza ikhalsiyamu. Yikuyini? Kuyingxenye yakho. Futhi-ke kungakabi khona lecatshana elilodwa lempilo kulumhlaba, imizimba yethu yayilele lapha. Haleluya! Ngaphambi kokuba ithonsi elilodwa lobumanzi lingakabi khona emhlabeni, sasilele lapha. Lapho u-Adamu esenyuka esehla ensimini yase-Edeni, ngangilele lapha. Ameni! Yebo mnumzana! Oh, Tumo! Lapho amakherubhi, inkanyezi zokusa, zahlabela ndawonye, futhi la madodana kaNkulunkulu amemeza ngenxa yentokozo, ngangilele lapha! Ngimelele nje umoya wempilo ukuthi ubuye. Ngangilapha, wangenza ngaba lapha, elo mzimba wami ulele lapha. Yebo mnumzana, nxa kwakungesikho, wavela ngaphi? Ha? Wafika njani lapha? UNkulunkulu wayelawo ulele lapha. UNkulunkulu wawenza senziwe ngezakhamzimba ezilithumi lasithupha, ipetroleum, ipotashi, lokukhanya kwezulu lomhlaba, lani okunye. Bona, sasilele lapha. Khona-ke kwenzakalani? Khona-ke uNkulunkulu wathi kumoya ongcwele, siza kuthatha nje esimweni somfanekiso. Manje qhubekela phambili futhi uyekwenza uthando kulowo mhlaba, ngoba ngiluthando futhi wena ungokuvela kimi. Ngakho manje wena hamba uyekwenza uthando emhlabeni. Futhi lo moya ongcwele omkhulu siyacabanga waphuma phandle lapho esimweni sompikitsha nje. Manje kwakungayisikho ngaleyo ndlela, ngoba umoya ongcwele lo nkulunkulu uyinjongo yinye efanayo, ungefanayo injongo yinye efanayo umuntu lengixolele. Futhi nje ngithi wabhakuzela impiko zakhe emhlabeni, waqala ukufukamela. Kuyini lokho kufukamela? Njengesikhukhukazi kumathiyane aso sikhala esenza uthando, kuku kuku kuku. Oh, oh, mpilo vela waklabalala, wathalaza. Ngifuna ubuhle, kulumhlaba, vela kukhanya. Umoya ongcwele, uyanyikiza. Futhi, lapho ekwenza, niyakhangela, kusiza kulesi fudlana, sisehla phansi entabeni khonale, khonale kwehla i-calcium, ithululeka phansi, futhi yahlangana kanye le-potash, kusombululeka, ukuba yini. Pilo, vela, futhi, loku liluba okuncinyane kwephasika, wavusa ikhanda lakho, ngaphansi, kwedwala, woza lapha, baba, khangela lokhuyana, lokho kukhangeleka kukuhle, qhubeka nje, ufukamela. Wafukamela, waphuma amaluba, waletha zonke izilimo, waletha impilo zezinyamazana, inyoni zaphapha, ziphuma ethulwini. Emva kwesikhatshana, kwenyuka indoda lomfazi, kwenyuka indoda, futhi indoda yayikokubili, owesilisa lomfazi, hatshi incukubili, manje, nje, waye kuye nje, kwakulomoya wesifazane. Lapho uthatha indoda, ezenza samfazi, engabe elungile. Ekahle elungile kodwa kulenye into embi futhi nga uthatha umfazi ofuna ukuquma inwele zakhe futhi agqoke amahovorosi futhi aphume phandle lapho futhi busisa uNkulunkulu ngiyakutshela kulenye into embi umfazi ulomoya wesifazana lendoda umoya wesilisa siyakwazi lokho futhi liyakwazi lokho ukhangeleka kuhle na owesifazana ezama ukuba ukwenza njengendoda ngani ngahlala kwesinye isikhathi nganye ngumlindi wezinyamazana lapha futhi ngahlala ebhasini futhi ngenyukela lapho futhi ngangitshaya lowo mfazi enyaweni ngesandla sami ngikhuluma laye futhi angizange ngibe kwazi ukuthi kwakungumfazi wayegqoke enye ikepesi zalabo abanuselayo futhi lamagogolosi amakhulu njengalokho futhi ngangihlezi khona ngemuva lapho futhi waye khuluma enye into mayelana ngenye into eyenziweyo wathi uyazi futhi wathi futhi ubusuku obedluleyo khona nje elobuso obukhanyeleka ubumahwalahwala njengalokho ayengaba yikho ebhema igwayi wathi ubusuku obedluleyo ngiyalitshela leyo ndoda yatshelela phezu kwaleyo nto wathi minabo weza etshelela phansi lapho wathi angikaze ngihleke kangako empilweni yami futhi ngangihleka uyazi kanjalo ngathi bana lokho kwakuyikho kwakungenjalo na ihlezi lapho sikhuluma njengalokho futhi aluba engazange akhuphe leyo nto futhi anyikinye ikhanda lakhe futhi yena waye lesihluthu phezulu lapho okokuthi wayengumfazi angikaze ngizizwe ngisiba mncane kangako empilweni yami ngathi ungumfazi na yena wathi ngani sibili ngathi ungixolele angikaze ngibone okunje manje lokho kuliqiniso ngabona isayini ngolunye usuku saphosa sangithabisa sathi lesayini enkulu phezulu sathi abesifazana sebelungele ukugqoka izigqoko ngacabanga dumisa uNkulunkulu ngalokho bona kodwa ngafumana ukuthi kwakuluhlobo lwempahla ababesebevele balwenza yazi ngacabanga ukuthi babezagqoka sibili ngakwenza sibili wathi amanina aselungiselele ukugqoka izigqoko ngathi dumisa uNkulunkulu ngabo lokho kuhle lokho ngiyabonga sibili inkosi ngalokho kodwa bona kwakuluhlobo nje lwezigqoko abasebevele bazenza enye into kwakube into engumhlolo akunjalo na kuleli lizwe kulungile khonake lapho uAdamu esiza futhi-ke u-Adamu wakhangeleka elesizungu ngakho wathatha ubambo ohlangothini lwakhe futhi wenza u-Eva okwavela kuye wenzelwa yena wenza wathatha umoya owesifazana ku-Adamu futhi wawubeka emfazini umoya wothando ubufazana isisa ukuthambeka futhi wathiya umoya wesilisa phakathi kuka-Adamu manje nga kulenye into eyahlukileyo kulokuphambukisa kwenye indawo manje futhi-ke bobabili babe munye futhi khona kasithatheni nje umdlalo omncinyane singakavali nango esiza lapha ngu-Adamu ethatha u-Eva ngengalo yakhe futhi bayaphuma behamba ngiyayithanda nje lindaba futhi bayaphuma behamba liyazi futhi u-Eva wathi oh sithandwa utsho ukuthi wenze yebo ngikwethile ibizo lokho kodwa ukubiza ngokuthini lokho lokho kuthiwa libhiza Mhm. Kuyini lokhuyana? Leyo inkomo. Mhm. Ukwethile ibizo lokho. Yebo. Mhm. Ukubiza ngokuthini? Lokho laphana. Khona okubili. Okuhlezi lapho, okulamakhanda akho ndawonye, lezo zinyoni ezithandanayo. Oh, ngiyabona, ngiyabona. Futhi eqhubeka kanjalo. Futhi kuyini lokho laphana? Ngikubiza lokho. Lokhuyana. Futhi lokho laphana. Futhi oh, ngiyabona. Lokho kuhle. Futhi isilwane siyabhonga. Ukubiza ngokuthini lokho? Leso isilwane. Kuyini lokho? Ingwe. Futhi oh, njenge oh, ngiyabona. Njengabo mangoye liyazi futhi umyawuza lapho ngakho emva kwesikhatshana uyathalaza wathi sithandwa khangela lokuyana ilanga liyachona sokuyisikhathi sokuya ebandleni liyazi kukhona nje enye into mayelana ngokuchona kwelanga ufuna ukukhonza nxa ungayi ebandleni lobo busuku uyathanda ukungena endlini ubale iBhayibheli bangaki abathanda ukwenza lokho ube wedwa bona kusemuntwini nje ukukwenza lokho kumele ukwenze sekuyisikhathi sokuya ebandleni manje ngabazange bathi manje mana okomzuzu manje manje uJones ngowe assemblies futhi thina singabe hathi kwakungasinto enjengalokho khona lapho ngakho benyuka nje babele bandla isihlalo esihle sokuhlala kuso njengalokho benyukela nje phansi kwendawo enkulu yokukhonzela yegusu futhi baguqa phansi futhi laleyo ndingilizi yokukhanya yayilengile ezixukwini bona ngiyezwa ilizwi likhuluma futhi lisithi abantwana bami bazikholisele yini emhlabeni lamuhla lowo inkosi uNkulunkulu wenu alinike wona yebo nkosi sizikholisele thina lamuhla akunjalo sithandwa yebo yebo sithandwa sikholisile nkosi isibili siyakuthakazelela manje sengizibeka phansi ukuze ngilale bona futhi uyelula ingalo yakhe enkulu futhi yena alale phansi engalweni yakhe futhi alalise ingwe phansi lesilwane phansi lento yonke phansi kalula ngokuthula ngakho uNkulunkulu wehla phansi futhi wehlisa phansi oh ixuku lezingilosi uGabriel izidalwa zakhe zasezulwini ngakho zehla phansi futhi zanyonyoba ngokuthula zingena ekamelweni lokulala bona zathalaza uGabriel wathi woza lapha baba woza lapha khangela lapha nangu lapha 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 kulele abantwana bakho bangaki phakathi lapha abanye baya eceleni kompeta abanye benu bomama wena lo baba ndawonye futhi lakhangela umfana omncinyane inkazana encinyane futhi nje lakhumbuzana munye ngamunye akafanani njengawe ngale ndlela laleyo ndlela nike lakwenza lokho ngani izikhathi ezineni ngiyahamba futhi ngithi kumeda ngithi ngoJoseph yena uza kuthi pili yena ulesiphongo esiphezulu njengawe yebo kodwa meda yena ulamehlo amakhulu njengawe ngani uyingxenye yenzalo yena uyinzalo yomanyano wethu manje futhi ubaba wathi engatsho lokho mayelana ngalokho wathi liyazi futhi uGabriel wathi liyazi ukhangeleka khona njengawe yiyo indlela uNkulunkulu akhangeleka ngayo zikhangele wena yiyo indlela uNkulunkulu akhangeleka ngayo ukhangeleka njengawe uyinzalo yakhe bangaki abakwaziyo lokho ubona manje khangela iluphi uhlobo oluphansi lwempilo esilalo iqoqo yini uhlobo oluphakemeyo lwempilo umuntu ngeqiniso futhi yini uhlobo oluphakemeyo khona kwaqhubeka kuphakama ngokuphansi kusiya phezulu kusukela eqoqeni kusiya kulokhu la kulokhu yana futhi kusiya enyonini kwaze kwaba lokunjalo ezimweni eziphakemeyo zempilo kwaze kwafika esimweni esiphakemeyo okwakungafika kuso khonake kwasokusenziwa emfanekisweni kaNkulunkulu nankoke futhi umfazi kazange enziwe emfanekisweni kaNkulunkulu kodwa emfanekisweni wendoda bona manje manje nampoke futhi uNkulunkulu uyabakhangela wathi yebo bakhangeleka bebahle kwakuyini lokho mfowethu babengasoze bafe leyo kwakuyingcosana nje yecalcium ipotash yokuqala futhi yonke into yasukela lapho njengalokho kakukuhle na kodwa isono seza sachaphaza umfanekiso manje Unkulunkulu, unkulunkulu, wakuvumelani ukuthi kwenzeke, wakuvumelani khona, ukuba njengalokho ebekade sikhuluma ngakho, isikhatshana esedluleyo, wakuvumela khona, ukuze atshengise ukuthi wayengumsindisi, yena wakwenza, wavumela umkhuhlane, usenzakala, ukuze atshengisele, ukuthi wayengumsilisi, wavumela ukufa, wenzakale, ukutshengisela, ukuthi waye yikuphila, bona, wavumela zonke lezi izinto ezimbi zenzakale ukutshengisa ukuthi wayemuhle lokho ayeyikho. Siza khuluma mayelana ngokuhlabela indaba yokuhlengwa ngani mfowethu lapho uJesu esiza leli bandla lizakuma laphayana emaphethelweni alumhlaba futhi lihlabele izindaba zokuhlengwa lapho ingilosi zizakhothamisa amakhanda azo zingazi lokho esikhuluma ngakho. Awu, gazi, zilahleke. Gazikwazi lokho esadlula kukho. Siyakwazi ukuthi kutshoni ukulahleka lokufunyanwa. Oh, singamemeza izindumo zakhe. Yena akasuye umsindisi kuzo. Gazi zange zidinge ukusindiswa. Waye ngasuye umsilisi kuzo. Hathi tumo. Yena akasokuphila. Yena akasokuphila kuzo. Ngeqiniso hathi zazingafanga esolweni lempambekweni. Sasinjalo thina, kuthi senziwe saphila. Nanko ke thina, kuyini esingakutsho le miqhele yethu yethulo. Oh, ungumfundisi, zibani bani? Hathi. Lonke udumo kuye, uyikho. Nanko ke, khona ke, siza kukhuluma indaba, ukuthi sanqoba njani, siza kuzwisisa khona ngcono, mbayimbayi. Khona ke kulokho lapho, khona ke kuyini okwenzakalayo, khona ke uNkulunkulu wathi nje, awu ngingachitha ipotashi le calcium lami kalula nje, sokonakele konke. Hathi wabakwazi ukuthi kwakuza kuba ngaleyo ndlela. Manje nga umoya ongcwele wangenza lokho engiyikho, futhi ngiyadla ukudla, futhi ngikubuyisele emzimbeni wami, futhi ngakheke kulokho engiyikho khathesi. Manje kukanti ngenziwa emfanekisweni, wonke umfanekiso uNkulunkulu awubonayo ngaphambili kokusekelwa komhlaba kukhula kubonakala. Bona waphuma kuvela kwesifazana, njengoba watsho ukuthi kuza kuba njalo esikhathini esizalandela, kubuya kuvela kuNkulunkulu. Wabuya ngaleso sikhathi ngowesifazana, kubuya kulesi isikhathi ngendoda, bona wabuya leso sikhathi ngesifiso semacansini, kubuya kulesi sikhathi ngelizwi elikhulunyiweyo likaNkulunkulu. Bona lapho manje kungaba khona okungangilimaza. Hathi mnumzana, kakulalutho olungasilimaza. UPauli wathi, okwezinto ezikhona izinto ezizayo, umkhuhlane, ukufa, akulalutho olungasehlukanisa ethandweni lukaNkulunkulu loKristu. Kakulalutho olungasehlukanisa. Njengokuba ngikhulume okuyindatshana, ngisalelwe phose zinwele ezinhlanu nje ukuthi ngibe lempabanga ngokugcweleyo, futhi ngangikama lezo ezintutshwana lapha isikhathi esedluleyo. Umkami wathi, Billy, usuza kuba lempabanga. Ngathi, kodwa angilahlekelwanga ngolulodwa lwazo.
Wathi, zazingaphi zona? Ngathi, zazingaphi? Ngingakazitholi. Bona, loba ngaphi? Lapho ezazikhona ngingakazitholi.
Manje, kwakukhona nesinye isikhathi, iminyaka elikhulu edluleyo, lezi inwele zazingekho lapha ngitsho, kodwa zazilapha ethulini. Kunjalo na, khona ke phose iminyaka engamachumi amahlanu edluleyo zaqala ukubuya ekhanda lami. Zavela ngapi? Zavela othulini, futhi kathesi sezibuyela lapho ezazikhona. Kunjalo na, zazingekho, khona ke zaba khona, futhi kathesi kazisekho. Kuyini okwenza lokho eziyikho? UNkulunkulu nango yena lapho wadweba umfanekiso wathi, yiyo indlela engimfuna ngayo. Oh, ukufa, lungaphi udonsi lwakho? Thuna, kungaphi ukunqoba kwakho? Lingangingcwaba ezinye zalezi insuku kusukela lapha. Angazi, kodwa mfowethu, ngizabe ngingafanga. Ngiyakutshela lokho. Hathi, mnumzana. Oh, sizavuka. Haleluya, sizavuka. Ngalokho kusa kokuvuka, lapho imigoqo yokufa isiyaphuliwe, sizavuka. Haleluya, sizavuka. Ngakulalutho olungangimisa ekuvukeni kakhulu abatheveli kuso sonke isihogo abangangenqabela ekuvukeni kakhulu lutho olweneleyo noba ngapi olungangenqabela ekuvukeni ngilesithembiso sikaNkulunkulu ngilomoya ongcwele ngilezo impilo elaphakade kaNkulunkulu ihlezi lapha lesi isidumbu esidala savela khona lapho futhi uNkulunkulu wangifukamela ngiphuma emhlabathini futhi nxa yena lo wangifukamela ngiphuma emhlabathini lapho sengikhulile manje sonke isikhathi ngisizwa iphela ebandleni enye into yayikhuluma kimi okungumfanyana okuncinyane ingilosi yakhuluma esiqukwini yathi unganathi kumbe ubheme nilomsebenzi wakho okumele uwenze ungancolisi umzimba wakho kumbe ugijima gijime labesifazana lezinto wena ngilenye into yokuthi uyenze lapho usukhulile ungubani wena ungubani wena uza kubakwazi okunengi ngalokho mbayi mbayi emva kwesikhatshana nangu yena esiza uyalenga lapho embhaphathizweni uyazitshengisa ngokwakhe uyazibonakalisa ngokwakhe uyaphendula ngiyambona esima khonale yonke indawo kunxa zonke uza kwenza kanjani nxa wangenza lokho engiyikho ngingela kukukhetha nakancane angizange ngibuyele emuva lapho futhi ngathi manje Charlie Branham thatha u-Elahavi futhi lingizale emhlabeni hhathi mnumzana angizange ngikukhethe lokho uNkulunkulu wakwenza lokho futhi nxa wangenza engiyikho ngingela kukukhetha kanganani lapho umoya ongcwele ufukamela phezu kwami futhi ngithi yebo Nkosi ungumdali wami ngiyakuthanda futhi ngiyakwamukela wena njengomsindisi wami uza kungigcina kanjani othulini ngeke nje ukwenze khona mfowethu ngeke nje ukwenze uNkulunkulu kazange abumbe isiqephu esisodwa secalcium kumbe ipotash kumbe enye into leyo eyake yachithwa bonke ubaba angiphileyo mina ngaphambili kokusekelwa kwamhlaba kuzabuya kimi ngizwa ukuthi ngimemeze sibili ngiyakuzwa bonke ubaba angiphileyo mina kuzakuza kimi futhi ngakula lokugodwa kwakho okuzalahleka kodwa ngizakuvusa njalo ekuvusweni ngimzwile ebiza lapho ngisiza kuye bangangigcina njani othulini lomhlaba ngakula abancwabi abeneleyo emhlabeni ukungimbambatha ebusweni ngefosholo abaza kungigcina othulini lomhlaba ngizavuka ngolunye usuku futhi ngime emfanekisweni wakhe ngigezwe egazini lakhe ngizelwe ngumoya wakhe haleluya woba lenhlanganiso zamasonto zonke ofuna ukuba lazo ngizathatha uJesu amen indoda yama insurance yeza kimi uWilma Snyder umngane wami omuhle wathi Billy ngifuna ukuthengisela iinsurance policy ngathi sengivele ngilayo umkami wakhangela engazathi uza kuthi kuyini okukhulumela amanga mfana wathi kule insurance wathi yebo mnumzana wathi yipi inkampani okanye layo iyini ngathi isiqiniseko esibusisekileyo uJesu ngowami oh ukunambitha okungaphambili okwenkazimulo yobuNkulunkulu indlalifa yosindiso ngithengwe nguNkulunkulu ngizelwe ngomoya wakhe ngigezwe egazini lakhe wathi lokho kuhle phili kodwa akusoze kukufake engcwabeni ngathi kuza ngikhuphela phandle haleluya ngangithathazeki ngokungena lapho kuyikuphuma phandle ngakho ngilayo insurance engitshelayo ngiza kuvusa bonke ubaba angiphileyo mina bangabami ngangilandaba lokho ubabami akwenzayo lokho umamami akwenzayo loba kuyini obekuyikho bonke lokho ubaba angiphileyo mina kuza kuza kimi futhi kakula muntu ongabuya ngaphandle kokuthi ubaba wami amdonse haleluya ukuyini aye badonsela khona ngabazi ngaphambili umhlaba ungakasekelwa lapho ngihlaba iwundlu ngamhlaba kanye laye amen ngamisela ngaphambili ibandla kuyini okulokumisela ngaphambili ibandla ungena njani ebandleni ngomoya munye sonke sibhaphathizelwa emzimbeni munye yena wayekwazi phambi kokusekelwa komhlaba ukuthi siza kuba khona futhi labo abazi ngaphambili ubabizile labo ababizileyo ubalungisisile labo abalungisisileyo uvele sebakhazimulisile emabhukwini kaNkulunkulu usechilo ukuthi uzahlangana lami khona lapho kakula bodeveli bonke abaphuma esihogweni abangangigcina ngoba yiphi enye indawo kodwa angabavumeli lapho ngoba uNkulunkulu usevele watsho njalo futhi lokho uyaqeda konke nxa iminyaka elikhulu lamabhiliyoni umhlaba ungakenziwa inkanyezi zokusa zahlabela ndawonye futhi amadodana kaNkulunkulu amemeza ngentokozo kungakabi lokusekelwa komhlaba bona kungakabi lesise futhi lazo zona ingilosi lakho konke kwajabula zimemeza ngakho kungakabi lokusekelwa komhlaba udeveli uzangigcina kanjani ethulini lomhlaba ngeke nje akwenze uqinisile kasiboneni manje lesi yisikhathi sokusuthisa abanengi engilaso khona lapha leyi yimzuzu engamathumi amabili kuze kube lithumi lanye nta leyo yimizuzu engamathumi amabili kuphela kuze kube ngelethumi nta kunjalo na mfowethu Hood kunjalo imizuzu engamathumi amabili kuze kube ngelethumi wonke umuntu uyajabula
oh ngizwa nifuna ukuqhubekela phambili ngizwa ngifuna ukuqhubekela phambili ikhaya lami lasezulwini likhazimula futhi lihle futhi ngizwa ngifuna ukuqhubekela phambili oh ngizwa ngifuna ukuqhubekela phambili ngizwa ngifuna ukuqhubekela phambili ikhaya lami lasezulwini liyakhazimula futhi lihle futhi ngizwa ngifuna ukuqhubekela phambili liyazithanda ingoma zakudala njengalokho
wakujwayele ukuba lenye endala esasijwayele ukuhlabela ngayo enye into mayelana umusa lesihawu zangifumane lapho inkanyezi yokusa ikhanya ini leyo dadegethi kasiboneni kanjani ini mfowethu Neville bona enye into umusa lesihawu wangifumana lapho inkanyezi ekhazimulayo yokusa itshengisa eyakhe ingizingelezele aha yebo esiphambanweni
siphe ikhodi kuleyo dadewethu leyo duze lesiphambano woza phezulu lapha mfowethu Neville oh ngiyazithanda lezi bangaki abazithandayo zona ingoma zakudala eziphefumulelweyo ungaba lakho konke ukweqa phezulu futhi laphansi odumdum oyifunayo ngiphe lokhu nanku lapho umusa lesihawu okwangifumana khona yikho khona kulungile ngamnandi nje Jesu ngiqine duze lesiphambano lapho umthombo oligugu ukhululeke kubo bonke umfudlana osilisayo uyageleza uvela entabeni yaseCalvary esiphambanweni esiphambanweni kube yinkazimulo yami njalo njalo kuze kuthi umphefumulo wami ohlithiweyo ufumanise ukuphumula phetsheya komfuyo
oh kuhle kanjani cabanga ngakho aluba kwakungela msindisi aluba sasingela leli lizwi aluba wayengazange akubize aluba wayengazange akwazi ngaphambili futhi uphandle lapha kulokhu okomhlaba kulobu busuku liyamthanda yena na oh minabo lingakhohlwa izinkonzo ekuseni manje ngelesichiyamunwe munye lengqenye
esiphambanweni esiphambanweni kube inkazimulo yami njalo njalo kuze kuthi umphefumulo wami ohluthiweyo ufumanise ukuphumula phethe manje sinike ikhodi wethi indawo emthonjeni ingoma enhle endala kule ndawo emthonjeni bangaki abayaziyo indawo indawo yebo kule ndawo emthonjeni lapho likwenza manje khona ithulisele yeluleka ohlangothini lwakho futhi uqhawulane izandla lalowo mzalwane liyazi kule ndawo khathesi yawo wonke ama-Methodist kule ndawo yama-Baptist kule ndawo yama-Pentecost kule ndawo yethu sonke manje emthonjeni bangaki abayaziyo lingoma endala oh sibili yayazi abanye benu lina abakudala manje leyi ingenhle ingoma endala yaseKentucky manje indawo indawo khawulanani izandla yebo kule ndawo yakho emthonjeni indawo indawo yebo kule ndawo yakho emthonjeni oh indawo indawo kule ndawo eningi kule ndawo yakho emthonjeni oh indawo indawo yebo kule ndawo yakho emthonjeni manje ilesimangaliso esincane kini zonke intshumayelo zamanje lamabhuku lento yonke kuzakuba kuthengiswa kwenye indawo ekugcineni kwebandla iviki elandelayo emihlanganweni amathephu lento yonke futhi lakho konke okusesimweni esihle sokulotshiweyo kuzaba letafula emuva le ngasemuva kwenye yezindlu futhi lamanye amabhuku intshumayelo zamanje futhi lokunye okuhle kokulotshiweyo okwahamba phambili kuqala emabhukwini amatsha lokutsha okulungisisiweyo konke kuzabe kubekiwe futhi ekugcineni kwesakhiwo lobu busuku bangolwesithathu obulandelayo futhi sikhangelele isikhathi esihle enkosini buyani likhuleka manje manje bizani abagulayo benu labahluphekileyo libabhalele incwadi libalethe phakathi lapha sizaku uNkulunkulu uzahamba ngokulamandla futhi siyakwazi ukuthi uza kwenza khona khathesi futhi khathesi ngihambe emuntwini wonke engimaziyo obe lento encinyane nxa kulenye into phandle kwendlela khathesi likhumbule ngalitshela isikhathi eside esedluleyo siza kukulungisisa futhi ngiyazi ukuthi liyakwazi kulomoya owahlukileyo lapha kulalowo owawukhona bona 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 kunjalo manje lingakuyekeli kusuka njalo ngiyalilaya phambi kukaJesu Kristu lingakuvumeli kusuke hlalani khona lapha kanye lakho bona gcinani nje yonke into iqondisiwe futhi liqhubeka lisiya lingabazalwane ngakusuye umzalwane wakho kumbe udade wakho lo owenza loba yini embi kungulo moya kadeveli ongena phakathi lapho bona yena uyabhodabhoda futhi umzwele nje umfo wethu kumbe udade wethu futhi ube kwazi ngusathane ongena phakathi nxa ulenye into oyizwayo ngakho kukhuphe lokho phakathi kwakho khona ngokuphangisa uyabona ngoba kuza kudla yebo kuza kwenza ngakho hlala khatshana lakho kumbula nje kule ndawo indawo eneni kule ndawo yama-Methodist indawo yama-Baptist indawo yama-Presbyterian kule ndawo yabo bonke indawo indawo yebo kule ndawo yakho emthonjeni bangaki abakhumbula ingoma yethu endala yokuphuma ngayo khonake thatha ibizo likaJesu kanye lawe mntwana osizi lokudabuka liza kupha intokozo lenduduzo lithathe yonke indawo oya khona sifisa aluba ungahlala lathi mfowethu Jeffries wena lodade Jeffries labafana lapho futhi labonke futhi khonake ebizweni likaJesu sikhothama sisiwa sikhothamela ezinyaweni zakhe oh minabo inkosi yamakhosi ezulwini siza kumqhela lapho uhambo lwethu seluphelile thatha ibizo likaJesu kanye lawe lithathe njengesihlangu lamuhla. Oh, lapho izilingo zisondela eduze, phefumula lelo bizo elingcwele emkhulekweni. Oh, ngiyakuthanda lokho. Ngalikuthandi na lelo bizo elimangalisayo lika Jesu. Manje ngasisukumeni khona khathesi lapho sisahlabela khathesi. Kulungile.
Thatha ibizo lika Jesu kanye lawe. Mntwana osizi lokudabuka. Liza. Oh limnandi kanganani. Themba lomhlaba lentokozo yezulwini. Bizo eliligugu, oh bizo eliligugu, oh limnandi kanganani. Themba lomhlaba lentokozo yezulwini. Lokhu sekwahlukile kancinyane manje. Ngasikhothamiseni amakhanda ethu khathesi futhi ngokuthuleyo sibili. Siphakamise isandla esisodwa sithi ebizweni lika Jesu sikhothama sisiwa sikhothamela ezinyaweni zakhe. Nkosi yamakhosi ezulwini sizamqhela lapho uhambo lwethu soluphelile. Bizo eliligugu, oh limnandi kanganani. Themba lomhlaba lentokozo yezulwini. Yebo bizo eliligugu, oh limnandi okunganani. Themba lomhlaba lentokozo yezulwini. Sila makhanda ethu elokhe ekhothanyisiwe sithi